Asikhothamiseni amakhanda ethu okwesikhatshana ukuze sikhuleke. Baba olomusa omnengi, siyakubonga lamuhla ekuseni ngaleli thuba lokuba lapha kulendlu yokulalela. Sikhangelana lempumela yosuku, kodwa kasikwazi lokho okuphethwe lusuku, kodwa siyamazi lo ophethe usuku. Ngakho siyakhuleka ukuthi yena lo ophethe ilamuhla lekusasa layo yonke ilaphakade uzasibusisa lamuhla njengoba sibuthene ndawonye ebizweni lakhe, ukuze sazi ngcono ukuthi siphile njani ukumkhonza. Leyi inhloso yethu egcweleyo Baba uNkulunkulu okwazi inhliziyo zethu, uyakwazi lokhu kuliqiniso. Siyazinikela kuwe le ngxenye yokulandelayo kosuku ngentokozo yakho ebizweni likaJesu Kristu. Amen. Hlalani phansi. Ngiyabonga. Nansi esinye lapha. Ikuseni enhle balaleli ababonakalayo, futhi labalaleli abangabonakaliyo yonke indawo yelizwe lapho esiqhunyaniswe khona ngefoni lamuhla ekuseni. Lokhu kunginika ithuba elikhulu ukubuya lapha lokukhuluma lamuhla ekuseni ngalesi sifundo esiqakathekileyo. Kubalaleli ababonakalayo, ngempela kuyadida kancinyane ngoba phambi kwami nje ngamakhetheni khona-ke kumele ngikhulume kwesokunene lakwesokhohlo. Futhi kubalaleli abangabonakaliyo, ngilendlu yokulalela kwesokudla sami, futhi njalo lendlu yabaqinisa amathambo lemisipha kwesenqele. Futhi mina ngisesibuyeni lamakhetheni evulwe ngaphakathi esenza isandla sami sokudla lesandla senqele. Futhi sigcwele okwedlulisileyo lamuhla ekuseni endlini yokulalela, njalo lendlini yabaqinisa amathambo lemisipha, futhi njalo lebandla, ibandla eliphansi ku-8th Lopeni Street, futhi ezindaweni ezigcwale zedlulisa uhlelo lwefoni luyakuhambisa kwezinye indawo. Sibe lesikhathi esimangalisayo enkosini, futhi singaphansi kwenkangelelo enkulu kuleyi inkonzo lamuhla ekuseni. Futhi khathesi lobu busuku kusiba isikhathi sokuvala salezi nsuku ezine zomkhankaso, ngani ngeqiniso sinxusa bonke abenelisayo ukuba lapha. Siyathemba ukuthi inkosi izasipha unomphelo omkhulu lobu busuku ngokwenza into engajwayelekanga sibili, okokuthi uzasilisa bonke abagulayo futhi enze izinto ezinkulu avame ukuzenza. Futhi singaphansi kwenkanyelelo enkulu ngokwantambama, uzulu unqosiwe ngenhliziyo enhle, abantu bonke, ibandla lonke, lenhlanganiso yesonto yonke. Akudingakali lokuthi ube umKristu ngeqiniso, sibizela izoni zizongena zihlale phakathi kwethu. Futhi senza ubungcono bethu ukubafundisa lokho okuyindlela yenkosi ukuze senelise ukuphila. Manje ngilethemba lokuthi abalaleli abasoze bangahlaliseki, futhi ngithembela kuNkulunkulu ukuthi angiyikungahlaliseki ngoba bengilobusuku obunzima bugcwele ukudonsela, ngoba ngiyananzelela ukuthi izinto engizazikhuluma lamuhla ekuseni ngizakuba lomlando ngazo ngosuku lokwahlulelwa. Futhi angenelisanga ukulala, futhi ngiyakwazi ukuthi nxa ngingayekela ukuzikhuluma ngizakuba lomlando ngazo ngosuku lokwahlulelwa. Ngakho kukwenza kube nzima, awungeke ukuchasise. Futhi khathesi lamuhla ekuseni isifundo leso esikhulu esizakhuluma ngaso umtshado lokwahlukana. Futhi isizathu ngenze kwaba isikolo sesonto ukuze sikhulume ngakho lokuthatha isikhathi sethu kulokuchumayela intshumayelo ngakho imfundiso evela embhalweni. Futhi ngifuna ukutsho ukuthi uba umtshumayeli kumbe abatshumayeli loba yiphi indawo, kungenzeka ukuba lithephu iwele ezandleni zawe nxa siyikhulula lithephu. Angikwazi lokho ibandla eliza kwenza ngakho. Ngicela umfowethu Fred abone ibhodi lebandla engakakhululi lithephu. Futhi lakini bantu panje ezweni abalama tape recorder elungiselwe. Ngiyacela lingakhululi itape ngaphandle lize lizwe kuvela kumfo wethu Southman. Ngakho manje futhi nxa ikhululwa uthi loba nguphi wabafowethu abachumayeli kumbe umKristu loba ngaphi lo ongasoze avumelane lalezi izinto engizazitsho ngalesi sifundo, ngiyathemba alisoze lisichothoze nxa lingasizwisisi ngendlela engifundisa ngayo. Awu ulelungelo kulokho njengomchumayeli, njengomalusi, futhi ngiyahlonipha loba yini okukholwayo. Futhi kule mibono emibili emikhulu kulokhu, futhi nxa kule mibuzo emibili kulomunye wayo ufanele ukuba uqondile kumbe akula lo wodwa wayo oqondileyo. Ngakho sizazama ukukhangela elizwini likaNkulunkulu namuhla ekuseni ukuqeda lokhu. Yimi nxa kungumbuzo weBhayibhili, ngeqiniso iBhayibhili lilempendulo kukho. Futhi kathesi nje singakabila lokho ukuqalisa isifundo lesi bengitsho ngingakakhulekeli elizwi, ngifuna ukuphumisela komunye lamunye wenu ukuthi lina maKristu ikakhulu ukuthi ngiyafisa ngifuna lingikhulekele lamuhla ekuseni. Futhi lonke phandle kubalaleli abangabonakaliyo abalaleleyo lamuhla ekuseni lingikhulekele ngoba ifuna ukuthembeka lokuqiniseka. Manje siyananzelela ekwenzeni izitsho lezi omunye umuntu nxa kungumuntu oyedwa kuphela ozabambelela kikho sengathi wakuphakathi kokuphila lokufa. Kulabaningi benu lapha abazahamba bekholwa sibe abaningi benu mhlawumbe abasoze, kodwa ngiyakwazi enkonzweni yami kulabantu ababuya ukuzongilalela futhi balalele engizakukhuluma kusukela awu bahlezi khona lapha lamuhla ekuseni ezizwe zonke abaningi abavela e-United States, Canada, laphetsheya kolwandle. Futhi ungacabanga ubunzima lobo ukukubeka khona ukwazi ukuthi isiphetho selaphakade salowo muntu sisezandleni zakho ngoba uza kubambelela kulokho ozakukhuluma. Ngakho uNkulunkulu uzangenza ngikuphenduleni futhi ngifuna ukusondela kulokho nje ngokuqiniseka engingakwenelisa. Kathesi ngiyacela odadewethu futhi ngiguqule amanye amazwi ami ukuze ngikwanise ukukukhuluma phambi kwabo. UBilly ulawo esikhwameni sakhe lamuhla ekuseni phandle lapho ezinye izinto ezingeke zikhulunywe phambi kwabalaleli abaxubeneyo. Futhi lamanye engizawakhuluma kumele lizwisise likuthathe njengokuvela kumfowenu okwazi ngcono kwami. Ungahlala ehofisini kadokotela futhi umlaleli ngozamele atsho wonke amabala asobala kuwe. Futhi abanye benu lina maninakazi amatsha lamadoda amatsha, angifuni ukuthi lithathe umqondo ongayisiyo. Ngifuna ukuthi likholwe futhi lihlale nje lithule. Khumbulani iqiniso kumele likhulunywe kuliqiniso. Futhi manje ungela kuthandabuza kodwa akuza kuba labaningi benu abangasoze bavumelane lalokho okuza khulunywa, kodwa ngifuna ukukufakaza kini ngeBhayibhili. Futhi ke ngiyakholwa nxa lingahlonipha nje futhi lilalele, khona-ke iza kuba lokuzwisisa okungcono lokuqedisisa kulokho ebe ngikudinda sonke isikhathi. Ngiyakholwa lokhu kuza kukuchasisa futhi ngiyathemba ukuthi kuza kwenza. Manje singathatha isikhathi esithe ihola lengxenye kumbe mhlawumbe okwedlulisileyo kulokhu, angikwazi kungathatha isikhathi eside okungakanani. Futhi kathesi njalo ngizathanda ukutsho lokho kulesi sikhathi ukuthi ngisazi ukuthi abantu bayabambelela emazwini akho, bayakwenza umalusi wabo. Futhi yebo ke ngike ngaba ngumalusi, futhi bayabambelela emazwini kamalusi sengathi kwakuphakathi kokufa lokuphila. Bayabambelela emazwini omphristi wabo sengathi kwakuyikufa lokuphila. Futhi eqinisweni umalusi mhlawumbe ngakho konke lokho akwaziyo ukukwenza ufundisa abantu bakhe khona kanye njengalokho akufundiswa eseminari. ungela kuthandabuza kodwa lokho umpriesti laye ezinkolweni ezehlukeneyo ezilabapriesti ngoba umalusi sibili ongumpriesti ongummeli ngakho nxa umpriesti ukho konke lokho akufundisiweyo kweyakhe iseminari lalapho ukuhlala abapriesti indoda ngokuphelela okujulileyo ukhuluma khona kanye lokho akufundisiweyo hawu manje angilalwazi lweseminari kumbe ulwazi lapho ukuhlala abapriesti futhi akulalutho lokumelana lakho lakancane kodwa ngilempilo eyahlukileyo ngabizo lapho ngisasengumfana omncinyane nje futhi kulokhu kwakuloku kubonakalayo isibonakaliso esasikhuluma engasiphiwayo ensika yomlilo ilengile esihlahleni ile minyaka esikhombisa ubudala khona lapha eUtica Park ubaba wami wayesebenzela umnumzana oH Wade lo osanda nje kubhubha futhi selalibala ibhuku yayazi indaba futhi kusukela kuleso sikhathi phansi emfuleni khonake yabonakala ikhanya phambi kwabantu futhi manje ithethwe umfanekiso ezikhathi eziningi futhi ulengile eWashington DC njengokulondolozwa kwelungelo lokukopa ko-Religious Hall of Art njengento kuphela kamoya eyake yafakazelwa ngezesayensi ukuba ithethwe ipikitsha insika yomlilo efanayo ifanana qathu ekukhangelekeni langendlela yonke eyakhupha u-Israyeli phandle kweGibhithe ngiyakholwa nguJesu Kristu esimisweni sikamoya ngobudodana bukaNkulunkulu ngokuba wayebizwa ndodana yomuntu lapho esiza okokuqala manje ubizwa ndodana kaNkulunkulu ngomileniyamu oza kuba yindodana kaDavida wabuya eyindodana yomuntu umprofeti njengokwakhulunywa ngaye khathesi uyindodana kaNkulunkulu ngokukamoya kumileniyamu enkulu ezabuya oza kuba yindodana kaDavida ehlezi esihlalweni sikaDavida njengababali bonke beBhayibheli besazi ukuthi lokho yisithembiso sikamoya loNkulunkulu kuDavida ozaphakamisa indodana yakhe ukuhlala esihlalweni sakhe futhi manje wengazi sisekiyo inkonzo eyahlukileyo sengabizwa izinto zonke kusukela kuNkulunkulu usiya kudeveli uthi lokho kuhlezi kuyileyo ndlela nje yikho lokho lombishopi omkhulu webandla lekatolika akuchoyo kimi ngobunye ubusuku phansi lapho ingxoxo kwakuyikuthi ukuthi wathi mfowethu Branham uJohane umbhabhathizi wazikhomba ngokusobala embhalweni njengokwakhulunywa ngumprofethi u-Isaya wathi inkonzo yakho ikhonjwe ngokusobala ebandleni wathi amaLutheran aseBhayibhilini wathi amaLutheran ayemazi uLuther amaWesley ayemazi uWesley kodwa amaPentecosti ke wathi bayazulazula abakwazi lapho okokuya khona futhi ngathi nomzana ngiyakuthakazelela lokho futhi kwakungaleso sikhathi umoya wehla phezu kweninakazi wayengakazi angibone umkakhe futhi wakhuluma futhi wabonakalisa izinto ezifanayo khathesi ukuba ngithembeke phambi kwalumbiko engiwukhuluma lamuhla ekuseni angikwazi ngamtshela ngathi nomzana ngingeke ngikutsho lokho leyo yinto enkulu sibili okuyikhuluma kukhangeleka njengakho into eyodwa engiyaziyo ikuthi kuleyinye into eyenzakeleyo sibili zonke lezi izinto nje kufakaziwe ngokwesayensi futhi wafakazwa futhi wafakazwa wonke umhlaba akungeke nje kube insumansumane liqiniso ngoyini mangike ngithi ngokuvuma ngingakakhulumi kini lamuhla ekuseni angikwazi futhi ngingeke ngizame ukwenza loba ulutho ngize ngizwe kuvela kuye lo okhulume kimi ngamuva futhi wangitshela lezi izinto khumbulani inkosi yethu uJesu Kristu akazange azibonakalise njengendodana kaNkulunkulu wathi mina lathi nginguye ngazalelwa khona lokho lokunjalo kodwa akazange azikhombe futhi manje wakuyinsika yomlilo eyakhokhela abantwana bako-Israyeli wakuyinkosi uJesu Kristu esimweni sikamoya ngiyakukholwa lokho yini ilogos eyaphuma kuNkulunkulu Futhi-ke lapho esemhlabeni wathi ngivela kuNkulunkulu futhi ngiyabuyela kuNkulunkulu. Sonke siyakwazi lokhu. Futhi emva kokufa kwakhe, ukungcwatshwa lokuvuka, uSawuli weTarsus wayesendleleni yakhe esiya eDamaseko ukuyazingela amaKristu ngoba babefundisa izinto eziphikisana lalokhu ababekufundisiwe. Futhi wayeliqhawe elikhulu phansi kukaGamaliyeli, omunye wabafundisi ababalulekileyo bosuku esikolo sabo okuhlala khona abapristi babo, futhi eyindoda enkulu lomphathi webandla. Futhi kwakulapho ukukhanya okukhulu, insika yomlilo njalo, yamtshayela phansi phakathi kwemini. Futhi ilizwi lathi, "Sawuli, Sawuli, ungizingelelani na?" Manje nxa ungananzelela lapho uPawulu uSawuli ephakama wathi, "Nkosi, ungubani na?" Manje lowo mfana engumJuda esibili wayengasoze abize ulutho ngaphandle kokuba kube yinto efanekisa uNkulunkulu. Wayengeke akubize Nkosi. Ngakho kwakuyinsika yomlilo efanayo, njengoba uJesu wathi, "Ngiya kuNkulunkulu, ngavela kuNkulunkulu, futhi ngibuyela kuNkulunkulu." Nango elapho ebuyela esimweni sensika yomlilo futhi wathi, "NginguJesu lo omzingelayo, futhi kunzima kuwe ukukhahlela izincijo." Futhi siyananzelela ukuthi lapho umpostoli uPetro onguye owaphiwa izihluthulelo zokwakha ibandla, siyathola ukuthi wayesentolongweni, futhi linsika yomlilo efanayo yadlula ezinsimbini, yavula iminyango yentolongo, yaphumisa uPetro phandle ngokungazwisisekiyo, ingaphazamisanga umlindi. Ngeme nguJesu Kristu ofanayo izolo, lamuhla, lanininini. Futhi-ke uzahlala usazi into ngemvelo yayo, noma yini yaziwa ngemvelo yayo, isithelo esithelayo. Futhi yalicela likhangele uhlobo lwesithelo eluthelayo, lokhu kukhanya okunguNkulunkulu, ngoba kuhlala kubuyela elizwini likaNkulunkulu futhi kufakaze ilizwi likaNkulunkulu, kuthumayela ilizwi likaNkulunkulu. Futhi uNkulunkulu ufakaza ilizwi lelo okubambekayo njalo phambi kwenu. Kumele kube leyinye into emuva kwalo. Abantu bangibize ngokuthi umprofethi. Angizibizi umprofethi ngoba angingeke ngiqale ukutsho njalo. Kodwa ngile tono ngingathi lokhu ukuthi iNkosi ingivumele ukubona izinto ngaphambili, ukukhuluma izinto ezenzakeleyo, eziza kwenzakala, ezenzakalayo. Futhi akula lesikhathi sinye okwake kwehluleka ezikhathi ezingamachumi ezinkulungwane. Konke akuthoyo ukuthi kuza kwenzakala, kwenzakala. Siyakwazi sonke lokho. Nxa kulomuntu kulaba abalaleli ababonakalayo lamuhla ekuseni, kumbe ngaphi ongatsho loba kanye lapho okwehluleka khona, ukhululekile ukuphakama futhi utsho njalo. Kodwa nxa wonke umuntu ekwazi ukuthi sonke isikhathi okwezikhathi zezinkulungwane bekuqondile ngokupheleleyo, othini ameni. Bona, ngakho kungaba kuyinto efanayo umhlaba jikelele. Eyinye into isiza kwenzakala nje. ONkulunkulu akathumeli lezi zinto kungela njongo emuva kwakho. Bengicabanga nje lapha, ngikufake lapha elinye lamanothi ami, ukuthi ngigqokile lamuhla ekuseni isethi yezigqizo zemikhono yehembe. Futhi abaningi benu selake lezwa ngalingcitshi yamabhayisikobho uJane Russell, nomama wakhe ungumPentecosti, noDanny Henry umzawakhe wokuqala, umntwana kadadewabo kamama wakhe, waye ngumBaptisti. Wayemile emhlanganweni, umhlangano wamadoda bamabhizimusi eLos Angeles, California, iminyaka emibili edluleyo. Futhi nje ngangisanda kuqeda ukukhuluma ngezinkulu ezilamandla, izitho ezilikhuni, okokuthi lo mbonisi ophezulu, omunye wababonisi abaphezulu we-Assemblies of God, wehla phansi kupulatifomu kusuka phezulu ebhalikhoni lapho ayehlezi khona, futhi wathi, "Angikholwa ukuthi umfowethu Branham ubesitsho lokho." Ngathi, "Kumele ngikutsho mnumzane, kuyi-itsho kanje iNkosi." Futhi khona-ke kwakumayelana lebandla kulesi sikhathi. Futhi bose ngalezo sikhathi indoda encinyane engusomabhizimusi umfo wakhe ungali wayekhona ethatha imifanekiso yethelevishini leyo kuseni. Omunye umfo wakhe ungumphathi wemigwaqo yelizwe leCalifornia. Futhi uDanny Henry weza phambili emva umhlangano usuvaliwe kupulatifomu njengalokhu lapho amadoda ayehlezi khona wonke. Wehla phansi ukunyisingatha ngengalo zakhe futhi wathi lamazwi, "Mfowethu Branham, ngithemba lokhu akuzwakali sengathi yikuthuka, kodwa wathi lokho kungenziwa isahluko 23 sikasambulo, khona kulezahluko ezingamachumi amabili lambili kusambulo. Wathi, ngithemba lokhu akuzwakali sengathi yikweyisa, engakaqedi ukukukhuluma. Manje umfana wayengumbhaptisti futhi wayengazi lutho ngokukamoya. Engisingathe ngengalo zakhe waqala ukukhuluma ngolimi olungaziwayo. Futhi lapho eseqedile ukukhuluma ngolimi olungaziwayo, kwakukhona okhulupheleyo umfazi omnyama owayehlezi khona phambi kwami. Waphakama wathi, lokho akudingi ngitsho lengcazelo. Wathi, ngivela eShreveport, Louisiana, okumbe Baton Rouge, Louisiana. Wathi, leso ngokucacileyo isiFrench. Victor Leduc owayeyindoda yomFrench laye ehlezi phezulu lapho wathi, sibili ngiyindoda yomFrench futhi lokho kwakuyisiFrench esipheleleyo. Wathi, mana okomzuzu, wena bhala phansi lokho akukhulumileyo futhi lawe ubhale phansi lokho akukhulumileyo lingakakhulumi lutho. Bhala phansi okuthoyo futhi siboneni amanothi enu. Futhi njalo omunye wabhala phansi nomunye wabhala phansi. Lezi mpawu zolimi zazifana. Futhi bose ngaleso sikhathi lapho beletha amanothi abo okhangeleka kuhle umfana omncinyane olenwele ezisachebechebe wabuya evela ngemuva lapho okwakungela ndawo eneleyo kuye ukuthi ahlale phansi. Wayemile ngemuva weza ehamba phambili wathi, omzuzu nje ngizathanda ukubeka inothi lami. Wathi, ngingumtolili weFrench we-UN ezizwe ezibambeneyo. Wathi, ngizathanda ukuthiya inothi yami. Futhi lapha onke amanothi amathathu ayefanana qathu esiFrench. Futhi nansi indlela okubaleka ngayo. Lawa ngawakuqala amanothi athathwayo. Amanothi athathwa khonapho. Leli linothi likaDanny ngokwakhe alithwala esikhwameni sakhe. Yebo sibili, wahamba emadodeni angosomabhizimusi angamaKristu futhi lokunjalo. Ngoba ukhethe indlela elukhonjwana, indlela enzima. Usuhambe ekukhetheni kwakho uqobo. Uthethe isinqumo esiqondileyo lesicacileyo futhi siyindlela yami. Ngenxa yalesi sinqumo esikhulu, isabelo esikhulu sasezulwini siza kukulindela. Isinqumo bani esilenkazimulo osenzileyo? Lokhu ngokwakho yilokho okuzakupha futhi kwenze ugcwaliseni ukunqoba okukhulu othandweni lobuNkulunkulu. Manje indoda isayine ibizo layo lapha. Umutsho ophezulu wachasiswa ngoDanny Henry, eprofeta phezu komfo wethu Branham. Kunikezwe abafakazi abathathu eKefa, eLos Angeles, California. Manje, lindoda encinyane efanayo eyapha lesi siprofeti engazi lokho ayekukhuluma wayeseJerusalema bose inyanga edluleyo. Waba lethuba lokuphuma lokulala ethuneni lapho uJesu ayefe futhi wangcwatshwa. Futhi lapho elele lapho wathi wabuya engqondweni yakhe ngamandla sibili futhi waqala ukukhala. Wathi, wakunzima kanjani kumfowethu Branham ukumelana lomhlaba lalezi izinto lamabandla wonke njengokwa kwake kwachiwo ngomunye wohlangothi lukaBilly Graham. Wathi, siyambona uBilly Graham ngoba amabandla wonke ayahlanganyela. Siyabona Oral Roberts amaPentecostal. Kodwa singaba kanjani lolutho lapho kuphambana lalokho abantu abakufundiswayo nguNkulunkulu? Futhi uDanny Lokho akwenzayo ngokuzilibazisa wenza amatshe amancinyane. Waya phandle lapho isiphambano esasibekwe phansi, lapho abathi isiphambano sasimiswe edwalweni. Akula loyedwa owayekhona. Ngakho waqephula isiqephu esincane sedwala futhi wasifaka esikhwameni sakhe ukwenza isikhumbuzo. Wabuya ekhaya wangenzela ipheya yezikopela zeyembe. Ngakho futhi ngokumangalisayo lapho ezenza zakhangeleka zilamatshatha egazi, futhi lapho phakathi ngasinye zazo ngokuqhubeka udlula eqondileyo indlela elukhonjwana edlula phakathi kokubili. Manje kungaba nje ibona omunye angeke akunanzeleli, kodwa kimi uyahambelana lezinto engizikholwayo. Ngiyakholwa ukuthi into yonke ilesitsho kiyo. Futhi kathesi kulesi sikhathi ngoba yini inkosi elakho, nxa lokhu kungayisiyo into aprofetha ngayo uMalachi 4 futhi njalo loLuka 17 leminye eminengi imibhalo ezakwenzakala kulesi sikhathi sokugcina. Make ngithi lokhu ekuvaleni sowendlale isisekelo salumuntu lapho esiza. Ngakho ngilokubonga sibili ukuthi uNkulunkulu uSomandla, nxa kungaba ngaleyo ndlela ungivumele ngenza into encinyane esimweni sami sokungafundi, ukutshengisa ukuthakazelela kwami ngothando lwakhe kimi, uthando lwami kuye, lothando lwethu ebantwini. Ngakho-ke ngokuphelela ngiyasondela kulesi sifundo, umtshado lokwahlukana. Makuthi uNkulunkulu abe lesihawu kithi sonke. Futhi kathesi lalelisisani, futhi bodade lingasukuni futhi liphume phandle. Hlalani lithule nje okwesikhatshana. Bafowethu, yenzani okufanayo. Lingacithi imisakazo yenu phandle lapho ezayo kulokhu kuxhunyaniswa kwefoni. Lingakwenzi lokho. Hlalani nje lithule okwemizuzu emilutshwane kuze kuphele. Lalelisisani. Nxa ungavumi, bhala phansi imibhalo engiyisebenzisayo futhi uyifunde yona ngomkhuleko ungakenzi isinqumo sakho. Nkulunkulu sisize lapho sizama ukusondela kulesi sifundo. Manje kungathatha isikhathi esiide kancinyane, angifuni ukuthi libe ngabajahileyo. Futhi nje ithathe isikhathi senu thina sonke futhi sihlolisise ilizwi likaNkulunkulu ngeqiniso futhi ngokupheleleyo ngokwazi ukulihlolisisa. Asiqaliseni ngoMathewu ongcwele isahluko 19 futhi siqalise ngicabanga kundima 8 yesahluko 19. Ngifisa ukuqalisa, ngingaqalisa njalo ngeka 1 futhi sibale sisehla kundima 8 yesahluko 19. Manje khumbula izinto lezi engizitshoyo kufanele zivele elizwini likaNkulunkulu. Akungeke kube ngumbono wami, ngoba umbono wami unjengowomuntu wonke, kodwa kumele kuhambelane ndawonye lelizwi likaNkulunkulu. Khumbulani uNkulunkulu ogcina izinto zonke ngokuhambelana, akaguquki, ungofanayo izolo lamuhla lanini nini. Liyakukholwa lokho? Ungofanayo. Kathesi ngizabala okuvela kusahluko 19. Futhi kwasekusithi lapho uJesu eseqedile lawo mazwi, wasuka eGalili futhi weza emikhawulweni yaseJudiya phetsheya kweJodani. Futhi amaxuku amakhulu amlandela futhi wabasilisa. AbaFarisi labo beza kuye bemlinga ngimalapho ukuze lithole isigcizelelo sokuba ngubani lo owayemlinga. Besithi kuye, kuvunyelwe yini ukuba indoda ilahle umkayo loba ngaliphi icala? Wasephendula wathi kubo, kalibalanga yini lina ukuthi yena owabadala ekuqaleni wabenza owesilisa lowesifazane? Futhi wathi, ngenxa yalokhu indoda izatshiya uyise unina futhi inamathele kumkayo, futhi labo ababili baza kuba nyamanye. Ngakho-ke kabasebabili kodwa sebenyamanye. Ngakho-ke lokho uNkulunkulu akuhlanganisileyo kakungabi lamuntu okwehlukanisayo. Bathi kuye, pho uMose walayelani ukuba kunikwe incwadi yokwahlukaniswa futhi alahlwe na. 40 yena wathi kubo, uMose ngenxa yobulukhuni benhliziyo zenu walivumela ukulahla umkeni, kodwa kusukela ekuqaleni kwakungenjalo. Manje uNkulunkulu asisize. Lumbhalo lumbuzo wahlangana loJesu khona ekuqaliseni kwenkonzo yakhe, futhi wahlangana loMose ekuqaleni kwenkonzo yakhe. Kungumbuzo ophambili enhliziyweni zamakholwa, isoni kasilandaba, kodwa kusemakholweni ngoba ikholwa lizama ukwenza konke lokho elikwaziyo ukukwenza ukuphila kuhle phambi kukaNkulunkulu. Ngakho-ke loba nguphi umbuzo ozayo phezu kwezenkolo, khona-ke indaba yomtshado lokwahlukana yabuya.
Ngani?
Ngoba imbangela yesono sakuqala yikho lapho isono esaqala khona, futhi yiso isizathu ilethwa isikhathi sonke ngoba iyukuqala kwesono. Manje angisoze ngibe lesikhathi sokuchasisa izinto zonke lezi, kodwa ngizathokoza ukuphendula incwadi yakho kumbe loba yini engingayenelisi. Kumbe silamabhuku alotshwe ngakho lemibuzo eminingi, futhi njalo okusikwe kumaphephandaba lezinto lapha ukufakaza lokhu. Siyakwazi ukuthi kwakungu-Eva i-apula ayemele ukulidla lapho okungekho lasembhalweni. Manje bathi kwakuli-apricot, kwakungesikho lakunye kwakho. Wenza ubufebe. Lokho kwaletha umntwana wokuqala okwakungukhayini, umntwana kasathane ngokwakhe, ngoba kuye kwakuhlezi ububi. Akuzange kuze ngo-Abhela, umntwana kasathane kwakungukhayini. Ngiyawazi umbuzo wenu khathesi. U-Eva wathi ithole indoda evela enkosini. Lokho kuyikho kanye, ungathatha umfazi oziphatha kuye kulabo bonke edolobheni, indoda embi okwedlulisileyo. Nxa bebe lomntwana kumele avele enkosini, ngoba uNkulunkulu ulemilayo ebekwendawonye. Futhi imilayo leyi njengelanga ukuthi liphume, uyabeka inzala ensimini ehle, izakhula futhi kumele ikhule ngoba ngumlayo kaNkulunkulu. Lapho imbewu ihlanyelwa kumele ikhule, futhi akulalutho olungakhulisa impilo kodwa uNkulunkulu, ngoba kusebenza phansi kwemilayo yakhe. Ngakho-ke lapho imbewu embi yahlanyelwa esibelethweni sika-Eva, kwakumele iveze ngoba ngumlayo kaNkulunkulu okuzala, futhi kwakungela kwenza olunye ulutho kodwa ukukuveza, futhi kwakumele kuvele kuNkulunkulu. Yiso isizathu abantu besithi abantwana abancinyane ngesinye isikhathi abangazalwanga ngabazali abangamaKristu balahlekile. Igazi likaJesu Kristu liyamhlawulela umntwana. Angilandaba wazalwa okunganani, futhi lokuthi wazalwa okubi kanjani. Olewondlu likaNkulunkulu elisusa isono somhlaba, umntwana omncinyane angeke aphenduke ngoba akalalutho lokuphenduka, futhi leso kwakuyisono somhlaba esasuswa ngegazi likaKristu. Izingane ziya ezulwini, isono sakuqala, futhi yiso isizathu kubuzwa lapho loba yisiphi isimanga esikhulu esivela kuNkulunkulu mayelana ngento yokuqala. Uthini ngomtshado lokwahlukana? Manje njengoba kwakunjalo kulokhu kungumbuzo phakathi kwabantu, njengoba kwakunjalo ngezikhathi zikaJesu, njengoba kwakunjalo ngezikhathi zikaMose, kuhlala kunjalo futhi kunjalo kuze kube lusuku lolu umbuzo phakathi kwabantu, ngoba abantu bafuna ukubakwazi ukuthi iqiniso liyini. Kodwa lapho okulombuzo khona kumele njalo kube lempendulo, futhi manje kuyimpendulo njengoba ngakhuluma ngaphambilini liviki, kumele kube lempendulo eqondileyo. Futhi nxa singathola impendulo kuloba yini, futhi ingaqondanga konake siyazi ukuthi bekungayisikho kodwa kukhona uzabe ulokhu ukuza kuze kuthi umbuzo weqiniso uphendulwe nxa ufuna ukwazi iqiniso futhi njengoba kungumbuzo weBhayibheli kumele kube impendulo yeBhayibheli kunjengalokho engikutshiloyo nxa bengifuna ukuya empumalanga namuhla ekuseni futhi ukwazi okuhle yilokhu kwakumele ngithole enye into ethile ensimini futhi iqonde nta empumalanga futhi ngasengisiya empumalanga omunye wathi mfowethu Branham heyi impumalanga yimpumalanga kungenzeka kodwa yinyakatho yempumalanga ngingedlula uqobo lwento ebengiyidinga ngingaphenduka ngisazi ukuthi bekungayisikho futhi-ke nxa omunye umuntu wathi mfowethu Branham hamba ngale indlela wesokudla sakho manje lokho kungenzeka ukuba yimpumalanga lakho kodwa yiningizimu yempumalanga ngingalahlekelwa yinto ebengiyidinga ngoba ngihambe ngedlulisa imikhawulo yendlela epheleleyo leqondileyo manje nxa lokho kunjalo silemibono emibili yomcabango womtshado lokwahlukana futhi yilokhu omunye wayo uthi lokhu indoda ingatshada kanye kuphela ngaphandle umkakhe esefile futhi lowo ngomunye wemibuzo kodwa ungahamba ulandela lokho uyeqa umngcele futhi-ke olandelayo uthi oh nxa umfazi kumbe indoda omunye wabo enze ubufebe oyedwa wabo engaliwa futhi achade njalo uyazithola usuyeqe umngcele ngalokho ngakho bona akusikho iningizimu yempumalanga kumbe inyakatho yempumalanga sifuna okuqonde impumalanga uyaphelelwa ngumbhalo nxa uhamba ngaleyi indlela uyaphelelwa ngumbhalo lapho uhamba ngaleyana indlela sifuna ukubakwazi lapho umbhalo ohlangana lombhalo futhi sibekwazi lokho okuliqiniso lakho ngamunye uthatha indlela eyahlukileyo futhi ehluleke ukuletha impendulo eqondileyo kodwa loba kunjalo impendulo kumele ibe khona kunjengokuthi lamuhla kule mibono emibili emikhulu ebandleni omunye wayo yibucalvini omunye wayo yi-aminani omunye wabo ngomthetho omunye ngumusa futhi siyabuya sifumane ukuthi abantu abakholwa emuseni amakhalvini bathi busisa unkulunkulu akungoni ukubheli akungoni ukunatha ngingenza lezi izinto ngilokulondeka okulaphakade kona-ke siyafumana olunye uhlangothi kwabezomthetho bathi oh ngithanda ukumphophothela ngithanda ukumtshengisa okusengqondweni yami kodwa ngingumkristu kumele ngithule bona uyazithola emigwaqweni emibili ehlukeneyo futhi akula lowodwa wayo oqondileyo manje kunzima ukutsho lokho kodwa kuliqiniso sizifumana sisemigwaqweni emibili ehlukeneyo owodwa uhamba enye indlela omunye eyinye kathesi asiboneni lokho okuliqiniso manje lalelani futhi libone nxa kuzwakala kule ngqondo kini njengalokhu nxa ngingalungiselela ukuya phetsheya kolwandle futhi ngizathatha imuli yami uqobo ngizabizela umkami kimi futhi ngizakuthi ngiyaphetsheya kolwandle sithandwa kathesi nantu uhlangothi lwabezomlayo manje ngami ngizakubekela umthetho nxa ukhombana laloba yiphi indoda lapho ngihambile lapho ngiphenduka usungumfazi owaliweyo futhi angifuni uphose amehlo angifuni ukhombakhombe uyazwisisa lokho indoda yakho nxa ungakwenza ngizakwala lapho ngiphenduka kona-ke uyafinyelela futhi angibambe ngethayi futhi athi ndoda yami elungileyo ngifuna ukukutshela enye into bona ukuthi nxa ungaphosa amehlo kuloba nguphi umfazi kumbe uphume lomfazi kumbe ukhombe loba nguphi umfazi uzakuba yindoda eyaliweyo lapho uphenduka manje ezake kube likhaya elithokozayo yini labo ngabezomthetho kulungile manje olunye uhlangothi yilolu ukuthi Nani ngaya pethe yako lwandle kuti ngenze iphutha ngihambe kuti ngithi kathesi khangela ngizaphuma lalo mfazi oh kulungile umkami akalandaba umkami athi ngizaphuma lalo indoda okulungile lo Bill akalandaba nani ngelandaba manje ke kulenye into engalunganga ngami angimthandi kuhle lo mfazi kuthi nxa engelandaba kulenye into engalunganga ngaye ungumkami angifuni enye indoda idlala naye ungumkami manje indlela eqondileyo yakho ikuthi kokubili kule qiniso kodwa hathi iqiniso eliyilo manje xa ngisiya phethe yakolwandle ukwenza kuqonde imuli yami encinyane iyabuthana futhi siyakhulekelana futhi ngiyabanikela kuNkulunkulu labo bayanginikela kuNkulunkulu futhi nxa sesikwenza siyahamba phethe yakolwandle ngiyahamba phethe yakolwandle manje ngiyazi uyangithanda ngile themba kuye futhi ngiyamthanda kule themba kimi ingqeke ngimthanda kanjalo kadini ukukhathazeka ngami ngiphuma lomunye umfazi ingqeke kuphela engithanda kuhle mani akudingakali ukuthi ngicabange ngenye indoda iphuma layo ngoba ungumkami futhi ngiyamkholwa ngiyakholwa xa ngingenza enye into embi ngenze iphutha futhi ngiphume lomunye umfazi futhi ngiphenduke futhi ngikuvume lokho kuye futhi ngimtshele meda bengingazimiselanga ukukwenza lokho ngibanjwe emjibileni nje lo mfazi uphonge ugijimela kimi futhi wangibamba ngengalo futhi waqala okuthile lokuthile ngiyakholwa uza kube ezwisisa ngiyakholwa angangithethelela ngakho kodwa angeke ngikwenze ngitsho ngoba ngiyamthanda lanxa engangithethelela angisoze ngikwenze angeke ngimzise ubuhlungu ngitsho lanxa ngikwazi angangithethelela ngakho angifuni ukumzwisa ubuhlungu yiyo indlela eyikho ngoNkulunkulu nxa mina nxa uthando lwefiliyo okuluthando lobuntu uthando lobudlelwano kungenza indoda izwe lokho mayelana ngomkayo pho-ke uthando lwe-agapho ibala lesigriki lisitsho uthando lukaNkulunkulu lokho kungangenza ngenze njani mayelana ngojesu kristu mina ingqeke kuphela ngifuna ukuyakwenza kusenhliziyweni yami ukukwenza loba ngithi ingqeke kuphela kusenhliziyweni yami ukukwenza ngiyahamba ngiyekwenza okomthetho akusoze kungivumele ukukwenza kungenxa yokuthi ngiyabe ngisazi ukuthi ngizajeziswa ngokukwenza kodwa iqiniso eliqotho lakho yileli lapho uthando lukaNkulunkulu lubuya enhliziyweni yakho uze ufune ukukwenza yilo iqiniso lakho nanso imibono emibili hathi okokwemithetho kumbe okunye kumbe okukaCalvin okukokubili manje siyafumana lamuhla njalo kulezi nhlanganiso zamasonto eziningi kule bandla lekatolika ibandla leprotestanti yilowo lalowo wabo uthi bayindlela bona silendlela siliqiniso kulama-methodist athi sileqiniso ama-baptist athi sileqiniso awu kimi ingqeke kuphela besizwa ngaleyo ndlela akunjalo ngoba uJesu wathi mina ngiliqiniso bona ngakho-ke njengentshumayelo yami ebiyikho izolo ebusuku ukuthi uyindawo lapho uNkulunkulu abeka ibizo lakhe indawo kuphela yokukhonzela awusuye umkristu ngoba ungumprotestanti awusuye umkristu ngoba ungumkatolika awusuye umkristu ngoba ungummethodisti baptisti kumbe pentekosti ungumkristu ngoba ubhaphathizwe kujesu kristu ngomoya ongcwele hathi ngamanzi kulokholo lunye inkosi inye ubhaphathizo lunye lolo lubhaphathizo lukamoya ongcwele ubhaphathizo lwamanzi luyakungenisa ebudlelwaneni ubhaphathizo lukamoya ongcwele luyakungenisa kukristu nanto iqiniso silemicabango emibili njalo ngalowo umtshado lokwahlukana manje okothi inkosi yethu isivule imfihlo yempawu eziyisikhombisa zelizwi lakhe kithi ensukwini lezi zokucina manje abaningi benu lokhu kungaba yisigiriki kini kodwa ibandla lami liyazwisisa mani futhi lezwa ngemibono lalokho okwenzakalayo futhi umbuzo Umbuzo weBhayibheli. Siyanxuswa lapha ukukholwa ukuthi kumele kube lempendulo yeqiniso kuyo yonke imfihlakalo efihliweyo kusukela ekusekelweni komhlaba. Futhi iBhayibheli liyaprofetha futhi lithi kulolu usuku lezi imfihlakalo zizakwaziwa isambulo 10 futhi ekube 10 kwengilosi yesikhombisa isithunywa seLaodikeya imfihlakalo zikaNkulunkulu zizakwaziwa futhi lesi isikhathi sokucina okuyiLaodikeya angela yonke imvuselelo isiqhubeke okweminyaka elithumi lanhlanu kumbe emineni futhi ngitsho inhlanganiso yesonto eyodwa eyaphuma phakathi kwakho uLuther wayele mvuselelo lapho kwaphuma inhlanganiso yesonto uWesley lapho kwaphuma inhlanganiso yesonto uAlexander Campbell lapho kwaphuma inhlanganiso yesonto zonke lezi ezinye ezinkulu uJohn Smith lokunjalo izinhlanganiso zamasonto uMoody lakho konke kodwa lapha bekulokuwodwa okuvamileyo imvuselelo ihlala kuphela iminyaka emithathu kodwa lokhu bekuqhuba okweminyaka edlula ithumi lanhlanu futhi ngitsho lenhlanganiso yesonto eyodwa ephumileyo kukho okuba lesi yisikhathi sembewu akusela khoba emva ikhoba elilodwa seliphumile sekuyimbewu uNkulunkulu olungele nxa engakwenzi khathesi uza kubiza ibandla ekupheleleni ngelizwi lakhe uJesu Kristu. Nanzelela kumele kube lempendulo kwenye indawo futhi njengokuba imfihlo yempawu eziyisikhombisa kaNkulunkulu impawu eziyisikhombisa. Bangaki abakuzwisisayo lokho, phakamisa isandla sakho. Asiboneni, ngiyacabanga abaneni babo, ibandla lethu elivela khona lapha. Lalelani, nxa kungasikho, amabhuku azaphuma khona masinyane, phezu kwesifundo, sila amabhuku amanye, amabhuku phezu kwakho khathesi. UJesu esifundweni sethu, uyasinxusa ukubuyela ekuqaleni, kuba sithole impendulo, yeqiniso lombhalo. Manje lapho ehlangana lalokhu kwakulezinto ezimbili ezazibonakala. Abapristi bathi kuye, indoda ingenelisa ukwala umkayo ithathe omunye langasiphi isizathu? Futhi uJesu wathi kwakungenjalo kusukela ekuqaleni. Bonake bathi uMose wasivumela incwadi yokwahlukana yokumala aloba yini ababeyifuna. Wathi lokho uMose wakwenza ngoba yekela lokhu udonse kancane ngenxa yobulukhuni benhliziyo zenu kodwa kusukela kumbe ekuqaleni kwakungenjalo. Umbuzo lamuhla njengokuthula komhlaba abe kusiza ngepolitiki umanyano wezizwe zibambene yethekeni qhabo uhlezi kusehluleka futhi kuzehluleka njalo kodwa usasele impendulo yeqiniso embuzweni uza kuba lokuthula emhlabeni na? Yebo, lapho isono sesisusiwe emhlabeni uza kuba lokuthula kodwa ukuze kube yileso sikhathi akusoze kube lokuthula. Isizwe sizavukela isizwe lo mbuso uvukele umbuso. UNkulunkulu wapha umuthi wesono. Lalelisisani khathesi. UNkulunkulu wapha umuthi ukususa isono emhlabeni. Kodwa umuntu womhlaba akukeli umuthi kaNkulunkulu. UNkulunkulu wasipha umuthi ngendlela yokuchada omkethu lokuhlala labo. Kodwa umuntu ngamukeli indlela yomuthi kaNkulunkulu akamukeli ilizwi lakhe kukho. UJesu wathi lokhu futhi lokhu kuyasikhumbuza ngamazwi akhe sisazi ukuthi wathi ezulu lomhlaba kuza kwehluleka kuza kwedlula kodwa okwami akusoze. Umbuzo impendulo yeqiniso uJesu afuna sibuyele kuyo yikubuyela ekuqaleni khonake lokhu uza kuba kuGenesis ngoba ibala uGenesis isahluko sembewu embuzweni yonke eBhayibhelini 40 izikhathi zonke kumele ubuye embewini ubona ukuthi uhlobo bani lwembewu olusensimini ubona ukuthi izilimo zakho ziza kuba yini manje uhlobo bani lwembewu oluhlanyelweyo uGenesis eyisahluko sembewu izabuyela kuGenesis uJesu uyasazisa kulowo mbhalo ekuqaleni kathesi khumbulani yikho lapho isikhathi esaqala khona ukuqalisa abhambi kwalokho kwakuyilaphakade kathesi umbuzo wethu lapho kwakuyikuthi nandelela nxa sibuyela ekuqaleni manje ingehluleki kulokhu futhi yiso isizathu ngifuna ukukhuluma kancane kancane ukuze ukuthi abantu abaphandle emafonini yokuthi itepu iza kutsho ngokucacileyo nxa uJesu wathi buyelani ekuqaleni kwakule pheya eyodwa kuphela yakho konke emhlabeni kwakulo Adamu oyedwa u-Eva oyedwa bahlanganiswa nguNkulunkulu kuphela ibhiza elilodwa elinsikazi eliduna elilodwa upholi oyedwa onsikazi oliduna oyedwa ekuqaleni njengoba wasitshela ukuthi sibuyele emuva kwakule pheya eyodwa kuphela kukho konke koleqiniso lokho na konake siyathola ukuthi into yonke ekuqaleni yayihamba ngohlelo olupheleleyo la ngokuzwanana loNkulunkulu akulalutho olwaluphandle kwendlela izinto zonke ezulwini zilokhu zihlelekile inkanyezi zonke imithala uhlelo lwelanga lezi nkanyezi izinto zonke zisehlelweni olupheleleyo okungodwa kwakho kunganyikinyeka kungaphazamisa uhlelo lonke
Now listen. Do you see Manji, one interruption?
Uyakubona impazamiso eyodwa iphambanisa uhlelo lonke. Manje lapho abantu ehamba okuhambelana ndawonye loNkulunkulu, kulendoda eyodwa, lomfazi oyedwa. Lomfazi wona futhi waphosela uhlelo lonke lomhlaba ngaphandle kwenquba phambili loNkulunkulu. Ngakho ke ilizwi elilodwa lingezeleli ebhukwini leli kumbe ilizwi elilodwa liphumulwe kulo uphosela umKristu phandle kokuhambelana ndawonye loNkulunkulu. Uphosela ibandla phandle kokuhambelana ndawonye loNkulunkulu. Uphosela imuli phandle kokuhambelana ndawonye loNkulunkulu.
Every believer can be thrown out.
Ikholwa lonke lingaphoselwa phandle ngokungemukeli ilizwi lonke likaNkulunkulu. Khonake kwakungumfazi owabangela ukwehlukana kwekhaya elihle. Kwakungayisilo kerubi elakhathaza umhlaba. Kwakungayisuye u-Adamu owaphosela ikhaya phandle. Kwakungayisiyo enye into eyaphosela ikhaya ngaphandle futhi yaphosela into yonke phandle kokuhambelana ndawonye kodwa umfazi u-Eva
futhi kulapha
ukuthi ukuqala lokho uJesu akhuluma ngakho okwephulwayo uJesu wathi ekuqaleni uNkulunkulu wenza owesilisa oyedwa owesifazane oyedwa ukohlobo lunye futhi manje lapho lumfazi athi ibhiza elinsikazi athi inja ensikazi kodwa umfazi wephula ukuhambelana konke omsebenzi kaNkulunkulu emhlabeni futhi waphosela izinto zonke ekufeni umfazi hathi indoda wephula isivumelwano wephula isivumelwano ngoba ngani wanyathela ngaphandle kwemikhawulo yelizwi likaNkulunkulu kathesi nxa wephula isivumelwano sakhe lendoda yakhe wephula isivumelwano sakhe loNkulunkulu. Konake, ngoba wephula isivumelwano loNkulunkulu, wasephula le ndoda yakhe. Futhi lapho usephula isithembiso sakho lesivumelwano sakho elizwini likaNkulunkulu, yikho lokho okwabangela amalunga amaningi ebandla angamavezandlebe. Ngoba iqembu lamadoda labuthana ndawonye futhi lathi, hawu, bekungatsho lokho. Futhi kuyaphosela inhlanganiso yonke handle kokuhambelana ndawonye lelizwe. Asikukholwa lokho. Udokotela Jones wathi kwakungenjalo, kodwa ingqe kuphela uNkulunkulu wathi kunjalo. Wathi akuthi lonke ilizwi lomuntu libe ngamanga, elami libe liqiniso. Lapho kwephula ukuhambelana. Kathesi siyabona kuyikuba ukuthi kuhambelana kwephulwa. Konake intambo yokuphila yaqanyulwa. Njalo intambo yesikhathi yaqanyulwa. Isivumelwano sephulwa. Izinto zonke zaphahlazeka. Kuyini okwakubangelayo? Umfazi. Yikho lokho okwephula isivumelwano. Kathesi nxa lifuna ukubala lokho, ngingakubala uGenesis 3.
Now, it was then.
Manje, kulapho indoda eyenziwa ukuba ibuswe phezu komfazi ngelizwi likaNkulunkulu. Wayengasalingani laye, wayelingana nemvelo. Yazi, kodwa lapho esephula ilizwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu wenza indoda ukuba ngumbusi phezu kwakhe. Genesis 3:16. Nga ufuna ukukubhala phansi. Waye ngasalingani le ndoda. Waye ngumephuli welizwi likaNkulunkulu. Aliboni, yena umfazi, yena ibandla phansi lapha, umaphuli welizwi likaNkulunkulu. Wamphosela ngokupheleleyo phandle ngokuhambelana ndawonye. Futhi yikho lokho ibandla elikwenzileyo. Futhi waphosela ukufa kukamoya phezu kwento yonke. Manje lizazwisisa kungani ngidinda lezi zinto njengalokho engikwenzayo. Kuliqiniso lokhu ngamaqiniso eBhayibhili. Nanzelela kungani wenza into enjengaleyi. Kanjani ukuthi lowo othandekayo omuhle, umfazi ophelele abona umfanekiso ngesinye isikhathi, ngiyakholwa kwakuseGreece womdwebi owadweba umfanekiso kaEva, wayeyinto ekhangeleka imbi sibili ongakaze ukubone. Lokho kuyatshengisa lokho ingqondo yenyama engakukhangela. Kodwa wayengenjalo, wayemuhle ngoba wayengumfazi opheleleyo, umfazi ogcweleyo. Nanzelela kungani wenza into enjalo ekuleso simo esiphezulu. Wayekanye le ndoda elingana laye. Kodwa siyazi sonke kathesi ukuthi walahlekelwa ikulingana kwakhe le ndoda lapho esona. Uthi uNkulunkulu wathi indoda iza kuba ngumbusi wakho kusukela lapha kusiya. Manje lowo ngumbhalo. Nga ukufuna, singawubala. Ngilipha imibhalo ukuze sigcine isikhathi. Kulokhu kuxhunyaniswa ngefoni okukhulu elizwe lonke ukuze uzibalele. Nanzelela isizathu wenza lokhu. Wangena njani uSathane kuye? Uyakwazi yini uSathane wayelingana loNkulunkulu ngolunye usuku? Sibili. Wayenjalo, eyikho konke, kodwa umdala, wayeyinto yonke, wema esandleni sokudla sikaNkulunkulu, emazulwini, ikherubi, elikhulu elikhokhelayo. Nanzelela, isizathu kungani wenza lokhu, wayengekho ekusungulweni kwendalo, akekho endalweni yakuqala kaNkulunkulu. Yinto eyenziwa ivela kwenye into. Ngakho-ke ekuqaleni, njengoba uJesu wakhombela kukho, wayengasiso sidalwa somuntu sakuqala sikaNkulunkulu. Yinto eyenziwa ivela endodeni lapho uJesu ekhombela ekuqaleni.
Remember,
kumbulani,
Adam
waye ngokubili owesilisa lowesifazane ekusungulweni kwendalo emunye, kodwa ke oyehlukaniswa ngobambo. Nanzelela, kodwa into eyenziwa ivela kwenye into, futhi nanzelela, oyedwa kuphela wezidalwa zonke zikaNkulunkulu, wenyamazana zonke, yenye into yonke, wayenguye yedwa owalungiswa ngale indlela. Ezinye zonke ezinsikazi zisendalweni yakuqala. Konke okunye okusikazi kwakusendalweni yakuqala, kodwa u-Eva wayengekho endalweni yakuqala. Bona, lokho kwakumele kwenziwe ngaleyo ndlela. Sizafika kukho ngemva kwesikhatshana. Nanzelela, kule indalo ayekiyo, hathi kweyokuqala, kodwa into eyakhutshwa kwenye into. Futhi kulindalo kule manje kangifuni ukuzwisa imizwa yenu ubuhlungu, kodwa ngifuna ukulitshela iqiniso futhi hlalani nje lithule, lenza kahle. Akulanto elungiswe ukukhohlisa kangako njengomfazi ongumkhohlisi. Akungeke kube lolunye ulutho, akulalutho olwenziwe ukuba ngaleyo ndlela.
Also, there futhi, is nothing that can be so easily deceived as a woman.
Olungakhohliseka lula njengomfazi.
Manje, ukuwa
uyafakaza lesi sitsho ukuba liqiniso. Ukuwa ekuqaleni wayengekho ekuqaleni kokusungulwa kwendalo, waye ku-Adam, kodwa engekho ebulilini bomfazi ngokwakhe ekuqaleni. Waye yinto eyakhutshwa kwenye into eyenziwayo. Manje, akulalutho olwalungiswayo olungakhohlisa futhi lukhohliswe kalula njengomfazi. Akulalutho olwalungiswayo ukumbe olungehla phansi njengalokho umfazi angakwenza. Cabanga khathesi. Akulalutho olwalungiswayo ezindalweni zonke olungehla phansi njengalokho umfazi angakwenza. Engadabula inhliziyo yendoda izihlephu kalula kulolunye ulutho olukhona emhlabeni. Umkakhe, yeka lowo nkosikazi omuhle omncane aqale ukugijima lenye indoda. Khangela lowo mfo ehlezi lapho nabantwana bakhe, inyembezi zithonta emehlweni akhe.
She is designed that way.
Ulungiswe ngaleyo ndlela. Ulungiswe ukukwenza lokhu. Akula ngulube, akulanja, kumbe enye inyamazana elungiswe njengaye, kumbe engehla phansi ngendlela angenelisa ukwehla phansi ngayo. Manje, lokho kuliqiniso ngenhlonipho kubo dadewethu. Ngifuna nje ukuthi likhangele.
No animal can be immoral.
Akula nyamazana engaba lembeko embi. Ibiza inja ihule, inja ensikazi. Uyabiza enduna ingulube isifebe. Kodwa imbeko yayo ingamamayila ayizigidi ukwedlula intshantshu zeHollywood. Yibo ubuphansi alungiswe ngabo ukwehla phansi. Angeke cabanga ngalokhu nje khathesi. Akulalutho emhlabeni olwenziwe endalweni kaNkulunkulu olungaziphatha ngokungela mbeko okungehla phansi kangako. Uthi, mana umzuzu ndoda, sizafika kulokho, umfazi kumele athi yebo. Nanzelela, akulalutho olulungiswe ukwehla phansi kangaka kumbe kungcole. Kodwa umfazi, inja ayingeke ikwenze. Ingulube ayingeke ikwenze. Inyoni ayingeke ikwenze. Akula nyamazana engela mbeko futhi ingeke ibe njalo ngoba ayilungiswanga ukuze ibe njalo. Ingulube ensikazi ingeke ibe ngengela mbeko. Inja ensikazi ayingeke ibe ngengela mbeko. Inyoni ensikazi ayingeke ibe ngengela mbeko. Umfazi into kuphela engakwenza. Manje yabona lapho uSathane aya khona. Bona, kodwa kunjalo kulapho. Unguye olamandla ukuthi yebo kumbe hhayi bona kuya ngalapho afuna kuzibamba khona ngokwakhe bona
now here we can see plainly
lapha siyabona egcekeni indzalo yenyoka lapha eyangena khona kulendawo eyodwa ayengaya kuyo nqa lokho kungakubetheli kugcile omunye umuntu uyisiphofu bona bona bakumele kuye kulokho nanzelela isizathu izinyamazana zazingeke ziwenze inyamazana ezikazi zazisekusungulweni kwendalo kodwa umfazi wayengekho kuleyo ndalo yakuqala khathesi siyabuyela emuva ukugebha lokhu khona-ke ngikulethe khona phansi osukwini lwalamuhla kutestamente
ulungiselwe yedwa
ukungcola nokuphila okungcolileyo inja ayingeki futhi akula enye ensikazi engakwenza umfazi nje ongakwenza inja kumbe loba yiphi enye inyamazana kanye ngomnyaka lalokho isenzela abantwana bayo hathi ukuzidokozisa kwecansi kodwa okwabantwana bayo ingulube endala ensikazi inja endala ensikazi kanye ngomnyaka isikhathi esisodwa lokho ngokwabantwana bayo kodwa umfazi ulungiswe ukuba loba yisiphi isikhathi asifisayo ngile zinto engizicitshileyo lapha khathesi lingacabanga okunye inja ayingeki umfazi angakwenza ithemba ukuthi umoya ongcwele angakwembula okunye kwakho lokhu engikucitshileyo lapha uluhlobo kuphela uhlobo lowesifazane olwenziwe lwaba muhle kulowesilisa akula olunye uhlobo phakathi kwezinye izinto ezinye zonke izidalwa zikankulunkulu ngeziduna ezinhle njengokusenyamazaneni izinyoni lokunjalo enduna ihlezi inhle khangelani indluzele enduna enkulu impondo ezinhle ezinkulu uhlobo olukhulu lencinyane indluzele ensikazi ethobekileyo khangela iqude elikhulu kanye lensibazalo zonke ezinhle futhi lesincinyane isikhukhukazi esinsundu khangela inyoni iqude lesikhukhukazi ngani ngani kwaba njalo kuzo zonke izidalwa zikankulunkulu isidalwa sonke kwezinduna yizo ezinhle sibili phakathi kwezimvu phakathi kwengulube phakathi kwamabhiza phakathi kwaloba yikuphi okunye kulezi kungenduna enkulu enhle futhi lasenyonini kodwa osendweni lwabantu umfazi omuhle hathi indoda nxa enjalo kulenye into engalunganga kule mbewu exubeneyo kwenye indawo okwakusekuqaleni kungaleyo ndlela ngani ngani kwenziwa ukukhohlisa ngakho umlungisi wakhe usathane ulokhu emsebenza futhi kulezi insuku zokucina ake ngime lapha okomzuzu ubuhle belikwazi ekubhujisweni kokuqala izizwe zonke zomhlaba kumbe umhlaba jikelele kwakungenxa yabafazi abahle lapho amadodana kankulunkulu ebona amadodakazi abantu ukuthi hhayi mahle bazithathela abafazi kubo kunjalo na unanzelele ukwengezwa kobuhle kwabafazi kulolu suku wabona umfanekiso kaPierre O'Brien owayefanele ukuba ngumfazi omuhle okudlula bonke elizweni ngesinye isikhathi akula nkazana enguntanga kulesi sikolo kodwa lo ongamsitheza nxa kusiza ebuhleni ukwengezwa kobuhle kubafazi kutshengisa isikhathi sokukhohlisa kunini lapho ibandla elake lakhangeleka lilihle sibili ukwedlula elizakwenza lamuhla yonke into ibonakalisa inkalakatha izakhiwo ezinkulu ezinhle futhi izigidi zalokhu lezigidi zalokho aliboni umfazi inkohliso khathesi akulanto engehla phansi njengaye futhi olungiswe ukuthi akhohlise futhi uSathane uyamsebenza sibili lamuhla ensukwini lezi zokucina ngoba ungumlungisi wakhe ngingakufakaza lokho kathesi kuyela khona emuva ekuqaleni ngubani waqala ukumsebenza uAdamu kumbe uSathane uNkulunkulu kumbe uSathane bona lo ngumlungisi wakhe isikhali sakhe esikhulu esokuphosela indoda ekungcoleni kwakhe engumfazi omuhle bengadonsela indoda loba ngapi afuna khona mfowethu akusilo ibhawa phansi lapha elibamba indoda umfazi omuhle ohamba esehla esitaladeni ezichila egqoke okungakwananga yikho okuthatha nguye umkhohlisi khona lapho futhi uyingozi ngakho uyingozi impela ungangibuza ngoSathane engumlungisi wakhe kodwa yilo iqiniso uSathane wamlungisa ulokhu ekwenza ake ngilitshengise enye into embhalweni kumele ngilibuyisele emuva embhalweni njalo udwebe umbono wakho lapho ukukhangela lamuhla uSathane uye obonakalisa lolo hlobo lobuhle nxa singananzelela wayemuhle kakhulu kuzo zonke ingilosi ezulwini kunjalo na futhi wafisa ukwenza izulu indawo enhle kakhulu kulombuso kaMikayeli kunjalo na njalo ukutshengisa ukuthi uKayini wayeyindodana yakhe wanikela ukukhonza okuhle kakhulu wacecisa amalathi akhe ngezithelo lamaluba lokunjalo kunjalo na kuhle isono sihle lokho esikubiza ubuhle lamuhla futhi isono siyakhohlisa ngobuhle awungeke ukhangele umfazi ehamba phansi esitaladeni futhi utsho lokho okusenhlizweni yakhe bona kodwa bengifuna ukukhuluma lezi izinto ukuthi libone kungani uSathane engumlungisi wakhe lokho yikho kanye indodana yakhe yakutshengisa uKayini manje muhle ukuze akhohlise umhlaba muhle ukuze ukhohlise ngitsho icosmos ukuhleleka komhlaba muhle ukuze ukhohlise indawo ezinhle ezinkulu lezo kukholisa khumbulani uprofeti uAmos lapho esiza futhi wakhanyela phansi edolobheni futhi walibona njengeHollywood yesimanje amehlo akhe amancinyane amadala ancipha ngaphansi kwalezo nwele ezimpunga zilenga ebusweni bakhe wehla phansi lapho elombiko futhi wawudubulela kuleyo ndawo wathi uNkulunkulu lo elithi liyamkhonza uzalibhidliza unjalo isono sihle wafanekisa uJudasi njengokunye okudala okungathi kudakiwe phandle lapha esitaladeni wenye indawo lomlomo ulenga lempukani phakathi kwawo lokunjalo njengoJudasi Judasi wayemuhle elamandla umkhohlisi akusiyo leyo ndoda yokukhangela phansi kwakho akusiyo indoda leyo umlimi omdala ongenayo egqoke ipheya yehovolosi okumqaphela phansi komkakho ngulowo mkhohlisi oligwelegwele isono sihle emehlweni omhlaba kodwa uNkulunkulu akabonakaliswa kulolo hlobo lobuhle belikwazi lokho na uNkulunkulu ubonakaliswa ngesimilo isimilo esihle eBhayibhelini u-Isaya 53 nxa ufuna ukubhala phansi umbhalo ulodwendwe lwemibhalo ebhalwe eceleni lapha mayelana ngakho u-Isaya 53 iBhayibhili lathi ngenkosi yethu uJesu ukuthi kwakungela kuhle ukuthi simfise futhi safihla sengathi ibuso bethu kuwe kunjalo na asizange simfise ngoba wayengamuhle wayengumfo mhlawumbe omncinyane olamahlombe akhothemeyo ekhangeleka engelabuhle futhi wayengafiseki ukuba umkhokheli wayengakhangeleki njengomkhokheli wayekhuluma ngolimi lwesitalada olujwayelekileyo nokunjalo njengokwenziwa ngabantu abantukazana ngakho-ke kazange akhangeleke njengesifundi esikhulu ofundileyo emuhle ehlotshiswe amarogwe lakho konke wayeyindoda engumuntukazana nje kwakungela buhle kuye ukuthi simfise wangena waphuma phakathi komuntu eqhubeka kabazange babekwazi ukuthi wayengubani wayengakhangeleki njengonkulunkulu ehamba lapho lokho esingakucabanga ukuthi ngunkulunkulu kodwa okufanayo wayeyikho lananzelela lapho inkosi unkulunkulu isithi kusamuweli yenyuka uye endlini kajese futhi ugcobe omunye wamadodana akhe inkosi ukuthatha indawo kasawuli manje abantu bakhetha usawuli lapho usamuweli wabatshela ngokupheleleyo ukuthi bengakwenzi wathi unkulunkulu akafuni ukuthi libe lenkosi uyinkosi yenu futhi wathi ngake ngakhuluma ulutho kini ebizweni lenkosi kodwa lokho okwagcwalisekayo ngake ngalitshela imali kumbe okunye okuthile ukuze ngiziphilise bathi hathi awukaze usicele imali futhi loba yini owakutshoyo ebizweni lenkosi kwagcwaliseka kodwa sifuna inkosi kungenani ngakho bakhetha usawuli khangela lokho okwakhethwa ngumhlaba khangela lokho okwakhethwa ngu-israyeli u-israyeli ogcotshiweyo kankulunkulu wakhetha indoda enhloko lamahlombe akhe ayephezulu kwabantu bonke elizweni oyinkalakatha omkhulu olungileyo umfo okhangeleka emuhle futhi wayehlala eyimpukane emafutheni kodwa unkulunkulu wathi ngizayikhethela inkosi ngokukhetha kwami ngakho wathi samuweli angiyikukutshela ukuthi ungubani kodwa yenyuka khona ungomunye wamadodana kajese futhi ujese umkakhe labo bonke bathalaza indawo yonke bathi yebo indodana yethu endala ungenkulu ende indoda enhle uzakhangeleka kuhle ukuba nomqhele wenkosi khaliphile ufundile uyindoda elungileyo yakwazi uza kuba kahle nje ukhuluma ilizwi lakhe kuhle lapho bemletha phandle usamuweli wathatha uphiso lwamafutha njalo waya kuye wathi hathi inkosi imalile ngakho wahamba indlela yonke phansi kumadodana ayisithupha futhi inkosi yabayala bonke wathi akusela omunye na wathi yebo ulo yedwa usemuva phandle le uyelusa izimvu uyahlala nje ngemuva le futhi adlale izingoma futhi azihlabele ememeze futhi eqhubeke njalo kodwa umncinyane lamahlombe akhothemeyo umfo ongabukeki kuhle angeke abe yinkosi wathi hamba uyemthatha njalo lapho udavida esiza ebusweni bomprofethi umprofethi wagijima lamafutha futhi wawathela phezu kwekhanda lakhe wathi lowu ngokhethwe ngunkulunkulu engamuhle kodwa isimilo unkulunkulu ukhangela isimilo umuntu ukhangela ubuhle bemvelo uyakhohlisa futhi yiso isizathu umfazi waphiwa lobo buhle ukuze akhohlise ukuthi akhohlise umfazi obuhle nxa engakusebenzisi endleleni eqondileyo kuyisiqalekiso kuye lokho kuzamusa esihogweni ngokuphangisa ukwedlula into engazi ngayo nxa nje nxa engaba muhle sibili ingqeke kuphela ehlala nendoda yakhe futhi esenza lokho okuhle futhi lokho kulungile futhi kuhle kodwa engathatha into leyo efanayo futhi inabo engakhohlisa kanjani ngakho ngoba wakuphiwa ukuthi enze njalo nanzelela manje kodwa unkulunkulu ubonakala esimilweni kwakungela buhle esingabufisa kujesu kodwa kwakungela sibilo esinjengaye emhlabeni kathesi siyafumana namuhla ukuthi isimilo sebandla usathane leqembu lakhe likhangela phezu kwamakhulu amabandla amahle izinto ezinhle yikho lokho umhlaba okhangela kukho lamuhla Oh, umalusi, isikhathi esikhulu, sika sibani bani, usibani bani, oh lokhu khangeleka kobupristi lobuNkulunkulu ehamba phandle, amarogwe la amakhulu lezinto ezinjalo, babiza lokho ukuthi ibuhle. Kodwa abangcwele beqiniso bakaNkulunkulu bakhangela isimilo selizwi eliqinisiweyo. Yikho lokho abangcwele abakwenzayo ngalolo suku lapho bebona uJesu wayengasilutho lokhu kukhangela kulo. Kodwa babona ukuthi uNkulunkulu waye kuye, babona uNkulunkulu wayelaye. Yiyo indlela leyo labo uJowabu lezimilo ezazikanye loDavida umfo omncinyane wakudala. Kodwa babona indoda yayikuye, babona ukuthi uNkulunkulu waye kuye, futhi babakwazi ukuthi wayezabusa ngelinye ilanga. Ba oyedwa wababulala abanye abafo wakhe bakaGoliyathi abahlanu eyedwa. Oyedwa wabulala amadoda angamakhulu amathathu lapho abanye abafazi babedobha indumba ezokudla kwantambama, futhi ibutho laliphumile. Njalo wathatha umkhonto futhi wabulala amadoda angamakhulu amathathu amaFilistiya. Isimilo ngani? Bahlala khona ngabuDavida bakwazi ugcobo lwaluphezu kwakhe, futhi bakwazi ukuthi wayezabusa. Umfanekiso opheleleyo webandla namuhla eliza kuma ngelizwi, siyakwazi uzaqiniswa, siyakwazi kuyeza emandleni ngolunye usuku. Nxa uSawuli futhi wayebalekela izizwe zonke, kodwa bakwazi wayeza kubusa. Siyakwazi uyeza uzobusa laye. Ngakho siyathatha ilizwi lelo futhi sime khona lapho kungela ndaba okule mbhadalo bani. Nxa kumele siqume amaFilistiya okumbe seqele egodini lokubulala isilwane njengokwenziwa ngomunye, siyahamba kungenani, ngoba yiyo indlela uNkulunkulu akulungisa kwaba yikho. Sikhangela isimilo. Usungangibuza kathesi kungani wavumela ukulungiswa kanjalo? Angifuni ukuthatha isikhathi esinengi ngoba ngilokunengi kakhulu okokukhuluma lapha. Ngani umbuzo ungavuka ke, kungani uNkulunkulu wenza lumfazi njengalokhu? Kungani wamvumela ukuba njalo? Kwakungokwentando yakhe enhle. Sibili kathesi, nxa ufuna ukuvula eBhayibhilini lakho okomzuzu nje, masivuleni kwabaseRoma 9 okomzuzu nje, futhi ngilitshengise enye into ukuthi uNkulunkulu wenza njani izinto lezi nxa lifuna ukukubala. Futhi siyabona lapha lokho uNkulunkulu akwenzayo ngokwentando yakhe enhle uqobo kwabaseRoma 9:14. Pho-ke sizakuthini? Kukhona ukungalungi phambi kukaNkulunkulu lapho ekhetha u-Isawu kumbe ekhetha uJakobe, futhi walahla u-Isawu ngaphambi kokuba ilola lo mfana abe lelungelo lokukhetha ngokwakhe? Akula omunye wabo bengakazalwa belokhu besesibelethweni sikamama, uNkulunkulu wathi ngiyamzonda u-Isawu futhi ngiyamthanda uJakobe. Bona ngani? Ngoba wathi kuMose, ngiza kumhawukela engifisa ukumhawukela, futhi ngiza kuba lomusa kulowo engifisa ukuba lomusa. Ngakho-ke akusikho lowo othandayo kumbe akusikho lowo ogijimayo, kodwa nguNkulunkulu otshengisa isihawu. Ngoba umbhalo uthi uFaro yikho engakuphakamisela khona lokho ngaleyo njongo efanayo, ukuthi ngingatshengisa amandla ami kuwe, futhi lokuthi ibizo lami lithunyayelwe emhlabeni wonke. Ngakho-ke kathesi khangelani lapha phambi yena kulesihawu, kulowo azakuba lesihawu, futhi lowo athandayo umenza lukhuni. Wena uzakuthi kimi, kungani-ke usasolelani? Ngoba ngubani oke wamelana lentando yakhe? Hathi bo. Kodwa oh, wena muntu ungubani wena ophikisana loNkulunkulu okubunjiweyo? Kungatsho yini kulowo owakubumbayo ukuthi wangenzelani ngaba yilokhu? Kanti umbumbi akalamandla phezu kwebumba yini ngesigaqa esifanayo ukwenza isitsha esisodwa sihlonipheke lesinye singahlonipheki. Aluba uNkulunkulu ethanda, utshengisa ulaka lwakhe, lokwazisa amandla akhe, wathwala okunje, ukubekezelela isitsha solaka esilungiselwe ukubhujiswa, ukuze azise inotho yenkazimulo yakhe phezu kwesitsha sesihawu ayezilungisele ngaphambili enkazimulweni. Manje, phikisana lalokho okwesikhatshana. UNkulunkulu wakwenza, wayemele akwenze ngalindlela, wakumele kube khona. Manje, lalelani, manje okwemizuzu emihlanu, ngifuna liqaphele enye into. UNkulunkulu uyini? UNkulunkulu uyilaphakade enkulu. Ekuqaleni, khona emuva, kungakabi lokuqala, wayengayisuye la uNkulunkulu. Belikwazi lokho na? UNkulunkulu, into ekhonzwayo, futhi wakungelanto engamkhonza, wayehlala yedwa. Futhi kuye kwakulezifanekiso. Kuyini isifanekiso? Umcabango. Kathesi uzathola enye into ezanqwetha emfundisweni yalobu busuku. Nanzelela, wayeyizifanekiso zakhe ezazikuye. Kathesi kwakukuye ukuba ngubaba, kwakukuye ukuba nguNkulunkulu, kwakukuye ukuba yindodana, kwakukuye ukuba ngumsindisi, kwakukuye ukuba ngumsilisi. Futhi zonke lezi izinto lapha ziyatshengisa izifanekiso zakhe. Akulalutho oluphandle kohlelo. Ucabanga ukuthi uNkulunkulu kabonanga isiphetho kusukela ekuqaleni? Ngempela wasibona. Akulalutho oluphandle kohlelo. Kutshengisa nje izifanekiso zakhe. Manje wayengeke abe ngolungileyo futhi enze umuntu awe. Wayemele amfake esisekelweni esilingeneyo sokuba lokuzikhethela ukuzenzela ukhetho lwakhe. Kodwa esazi wayeza kuwa. Manje angeke abe ngumsindisi ngaphandle enye into ilahleke. Angeke abe ngumsilisi ngaphandle enye into igule. Izinto lezi kwakufanele zibe ngaleyo ndlela. UNkulunkulu wazenza njalo ukuze ukuthi izifanekiso zakhe ezinkulu zitshengiswe. Nxa kwakungekho lokhu, wayengasoze abe ngumsindisi. Kodwa siyakwazi, wayenguye. Loba kungakabi nesikhathi, wayengumsindisi. Wayengumsindisi. Ngakho, kumele kube lento elahlekileyo. Kuza kuba njani? Uba ethatha futhi alahlekelwe yikho ukuze akusindise. Manje ke, akusikho kulunga ekwahluleleni kwakhe. Wayengeke athumele umuntu esihogweni futhi abe ngolungileyo. Ulobubele, umnene, uqinisekile, uthembekile, futhi ungumahluleli omkhulu. Bona, uyabe esebenza eziphikisa ngokwakhe. Ngakho wabeka umuntu phandle lapha, njalo wamenza wazikhethela ukuze akwanise esazi ukuthi uzakuwa, futhi indoda emfanekisweni wakhe uqobo wayengawa njani. Manje liyakubona ukukhanya kwemini. Ngakho wayefanele enze into eyakhutshwa kwenye into, into eyaphuma endalweni yakuqala. Manje liyakubona, bona nanko usiza, bona konake yikho lokho okwawayo wakwenza esazi ukuthi kuzakuwa, futhi kubekwa ezandleni zikaSathane okwesitsha sehlazo. Inhlonipho ibekwa ngaphi lamuhla? Licabange ngalokho. Nanzelelisani khathesi. Bonani, njalo, kungani walungiswa ngaleyi ndlela? Futhi, kungayisikho njengokunye okunsikazi? Kungani umfazi elungiswe njalo? Futhi kungayisikho okunye okunsikazi? Akula okunye okunsikazi okwalungiswa njengalokho kakunjalo lamuhla? Akungeke, kungenziwanga ngaleyo ndlela. Ngeke kukwenze. Kungani engenzanga lesi sifazane? Manje umfazi njengezinye izifazane ukuze abe nje indlela efanayo ukuthi akhulise nje abantwana bakhe. Konake abe le ndoda yakhe futhi aphile, futhi lapho kusiza isikhathi sengane yakhe abe le ngane yakhe. Kungani, kungani wamenza waba njengalokhu? Angikwanisi ukukhuluma amazwi lawo, futhi iyazwisisa engikhuluma ngakho? Ngalikuzwisisi na? Ngalikuzwisisa wothini amen? Yebo, bona, akula mankazana amancinyane ahlezi lapha, labafana abancane, bona. Kodwa uyazi, inyamazana kumele ifike esikhathini esithile somnyaka. Bonake, umkayo, manje-ke, yikho kuphela. Njalo umfazi, kuloba yisiphi isikhathi. Uthi kungani, wamenza njengalokhu. Manje, khangela uhlelo lwakhe, olukhulu, lusombululwa. Lapho siqhubeka sidlula lapha manje, okuphelele, njengokuphelela, okungaba yikho. Angikwazanga lokhu, kwaze kwaba ngolunye usuku. Kungani, engamenzanga, kwaba njalo ekuqaleni, njengokunye okumsikazi kwakhe. Ngoba, kwakuzabi, kungavumeleki kuye, ungumthombo wobumsulwa bonke. Yiso isizathu, wavumela uSathane ukuthi ambambe, lokho akwenzayo ekuphambukisweni. Isidalwa esinjalo, singaba njalo, kuyabe kungavumeleki kuye, akulungiselwe khona ekuqaleni. Yonke imisebenzi yakhe ayilungisayo ekusunguleni ilokuhambelana ndawonye. Yonke imisebenzi yakhe ayisungulayo ilokuhambelana ndawonye. Inja ensikazi, inja enduna, bona, inkomokazi, inkomo enduna, konke kuyahambelana ndawonye. Imvelo yonke iyahambelana ndawonye. Imbewu iyafa ingena emhlabathini njengokufa ukungcwatshwa ukuvuka. Incino yehla phansi kwesihlahla, iwise ihlamvu laso, iphenduke umnyaka olandelayo kanye lokuvuka kwehlamvu elitsha. Bona lokho engikutshoyo. Yonke into, loba imvelo kaNkulunkulu, yonke ilokuhambelana ndawonye ngobunye. Futhi lapha nansi eyodwa elungiswe ngaphandle kokuhambelana ndawonye kukaNkulunkulu. Imvelo ilungiswe ukuze ingoni. Cabanga, indalo eyasungulwayo kaNkulunkulu ingeke yona. Oh, alikuboni khathesi kulokhu kubonakala lapha ukuphambukiswa kwebandla. Okwasungulwayo ilizwi likaNkulunkulu, akulasono kuNkulunkulu. Bona lokho engikutshoyo. Nansi isidalwa esaba khona ukuphambukiswa. UNkulunkulu uzakuba lebandla, kodwa akhangela into ephambukisiweyo. Abalayo phandle lapha, onkulunkulu kulesilisa lowesifazana, kodwa lumfazi, bona izibonakaliso zakho ziyatshengisa emuva lokho okwakusemcabangweni kaNkulunkulu. Singathatha ihola kumbe amabili futhi sikwehlukanise lokho. Yena wenza lesi sidalwa okwaleyo ndlela. Wenza isidalwa njalo wamphendulela ukuze uSathane akwanise ukumbamba. Futhi wakwenza ulokhu esaselayo. Kungaba ngcono abalekele esiphambanweni njengendoda layo. Nanzelela, imvelo yonke iyahambelana ndawonye. Nxa wayengabe enze umfazi ngendalo yokusungulwa efanayo, kwakuzabe kungela sono ngoba wayengeke akwenze. Wayengeke akwenze. Uyimpambukiso yendulo yasekuqaleni. Kanjalo, isono sonke siyimpambukiso yeqiniso elasungulwayo. Kuyini amanga? Liqiniso liphambukisiwe. Kuyini ubufebe? Yisenzo esiqondileyo siphambukisiwe. Ngakho nanso isidalwa esiphambukisiweyo, nanso into yonke ephambukisiweyo. Futhi into yonke ipeliwa ngokuthi S-O-N-O ihlezi khona lapho. Yiso isizathu, umbuzo umkhulu kakhulu. Kuphela isiqephu okungela msebenzi okwenziwe ngendoda ukumkhohlisa ngaso uNkulunkulu wasenza. Bona lapha sekutshengisile yikho lokho enzelwa khona. Umfazi ongela mbeko uyinto ephansi engacatshwanga ngayo emhlabeni. Lingixolele ngalokhu maninakazi amancinyane, akasilutho kodwa ibhimu lengcekeza yabantu ezokulalana zivezwe sobala. Yikho kuphela ayikho umfazi ongela mbeko uyibhimu lengcekeza yezemacansi yomuntu ukungcola. Lapho ingcekeza ukungcola, imbeko embi, ingcekeza eyenyanyekayo ivezwa ngaye. Uyenzelweni ngaleyi indlela ukukhohlisa sono sonke esake saba semhlabeni sabangelwa ngumfazi futhi umhlaziyi ovela eChicago nje umfazi wabhala indatshana le ibutho lamapolisa abakulandelayo eUnited States amadolobho amakhulu eUnited States ukuthi amaphesenti angamachumi ayisifica munwe munye lasifica minwe mbili samacala wonke ake enziwa kuloba yiphi indlela eUnited States kwakulomfazi phakathi kwawo ukumbe ngemuva kwawo. Manje ikhuluma konke lokhu ukuza entweni eyodwa lapha ekucineni ukuze libone ukuthi luyini uhlupho. Wenzelwa ukukhohlisa njengalokhu akwenza u-Adamu ekuqaleni ukumtshela ukuthi isithelo sasimnandi lokunjalo ukumkhohlisa lokumsusa elizwini. Iyo indlela ibandla elenza ngayo lamuhla into efanayo. Kodwa-ke emva kwalokho waba ngumbusi wakhe ukubusa phezu kwakhe. Manje umehluko bani kulolu suku benhlakanipho esikhundleni sokuba ngumbusi wakhe usebe ngunkulunkulu wakhe? Sebeni uyambusa manje. Mhlawumbe ungazwisisa ngcono lokho ebengikukhalimela ngobuhle bakhe nokubusa kwakhe kwezokulalana ukubunjwa kwakhe akuphiwa ngusathane okwakhutshwa endalweni usathane akwenza khona kuthunyelwe ukukhohlisa amadodana kankulunkulu futhi engadonsela abaningi babo esihogweni ukwedlula yonke ithuluzi usathane alayo. Lokhu yikho kanye ngikhuluma ngabangelambeko khathesi. Hathi lina bodade uzalipha indawo yenu indawo eqondileyo ngemizuzu emilutshwane elizwini likankulunkulu lapha kwakusehlelweni kukankulunkulu kusukela kuqala ekuqaleni. Manje ukukwenza lokhu namuhla ubani unkulunkulu we-United States? Iyakhumbula ethabhanekeli iminyaka eyadlulayo ngatshumayela ngalokho onkulunkulu walolu suku lwesimanjemanje umfazi omncane olokuziphatha okungela mbeko ehlezi lapho ezipendile lesigqoko sidonselwe ngaphezu kwamadolo akhe lezinto ezinjengalezo ngathi khangelani unkulunkulu wenu. Futhi lokho kunjalo ukuso sonke isaziso sombukiso egqoke okungaphelelanga usesitaladeni ngendlela efanayo ithuluzi kasathane kusukela ekuqaleni uJesu watsho. Bona siyabona ukuthi kunjalo khathesi njalo kusukela ekuqaleni futhi lalokho akhuluma ngakho. Manje amahedeni ayevame ukumenza unkulunkulu elikwazi lokho unkulunkulukazi sibili babekwenza bamenza unkulunkulukazi ngoba babelezenzo zokulalana ekukhonzeni kwabo batsho ukuthi waye ngumdali esizalweni sakhe wathwala imbewu futhi wadala lawo ngamanga kulomdali oyedwa kuphela lowo ngunkulunkulu. Kodwa liyakhumbula uPawuli lapho uDiana wase-Efeso isithombe selitshe wathi unkulunkulukazi wezulwini ephoselwe phansi alikuboni ukukhonza wesihedeni ukuthi kunjani? Futhi thina singakwazi siyabuyela khona emuva ekukhonzeni wesihedeni njalo kubafazi isidalwa esiphansi kulazo zonke emhlabeni. Ukukhonza umfazi uyadonsa indoda kuloba yiphi indlela ayifunayo futhi engakwazi ubuhle bonke lobu obungaphandle ukuthi isihogo singaphakathi. USolomoni wathi yena amasango akhe amasango esihogweni. Manje uyabona ukusobala lapha lokho okwakhulunywa nguJesu kusambulo isahluko 2 lendima 15 okwemfundiso yamanikolayithi ukuza kwalelo bandla lizidonsela ngaphandle kwelizwi. Njalo siyabona lapha ukusobala ukuhlambalaza lokho ukungabi nabuNkulunkulu izinhlelo ezingcolileyo esilazo kumathelevishini zezindlovukazi kwezokulalana ze-Hollywood Siyabona ungcola waleli dolobho njengabantwana laba amankazana amancane asemadalanyana behamba phezulu laphansi esitaladeni lapha lokuncane izigqoko ezibambayo bezichila futhi kuqanda okweneleyo ukuthi kungabomisa ngomqando baze bafe. Abakwazi ukuthi lokho kudeveli okwenzayo. Bathunjwe ngumoya omubi futhi kabakwazi. Awuboni inja ensikazi isenza lokho? Uyayibona na? Awuboni loba yikuphi okusikazi kusenza lokho futhi akula okuduna okungazama ukusondela kuyo futhi. Bona. Khathesi, yawubona umfanekiso, sizangenisa okunye, okomzuzu nje, inkosi ithanda. Manje, uyabona, amanikolayithi, uyabona imfundiso yawo, uyabona, indlovukazi, ezingontanga, bababiza bona, laba abazingunulayo phandle esitaladeni, sasivame ukuya kweminye imbukiso, yamabhayisikopo angcolileyo eceleni, ukubona abazingunulayo, vula amehlo akho kuphela, khangela phandle esitaladeni. Yiko kuphela ongakwenza kathesi into yonke ikuzinqunula sibili.
What are they doing for?
Bakwenzelani khona?
To tantalize, tempt.
Ukulinga. Yiyo into kuphela. Akwenzela khona. Uyakwenza ngoba ungcolile. Uyakwenza ngoba wenziwe ngaleyo ndlela.
Akakunandeleli
ukuthi uyithuluzi ezandleni zikaSathane futhi yikho lokho ayikho. Nasezikolo zethu lamuhla bafundisa izenzo zemacansini. Umhlaba wethu opolileyo okukhonza abafazi. Ngiyakwazi abafuni ukukholwa lokho. Bame bahlabele olunye uhlobo beculo lokunjalo olunye usuku futhi bephandle labafazi begijima indawo yonke ubusuku bonke. Bona kulungile. Lapho ebusweni bukaNkulunkulu elezi ungophansi kakhulu ezinyamazaneni zonke uNkulunkulu azibeka emhlabeni. Khangelani yiso isizathu uNkulunkulu emalisa ukufundisa ilizwi lakhe. Unjalo uTimothi wakuqala 2:9-15 angivumeli umfazi ukufundisa kumbe ukuba legunya. Bona futhi njalo abaseKorinte bokuqala 14:34 abesifazana benu mabathule ebandleni ngoba akuvunyelwa kubo ukuba bakhulume ngoba bayalaywa ukuba bathule njengoba lomthetho usitsho. Kodwa lamuhla ibandla lenzani? Bamenza abelusi abavangeli lapho iBhayibheli iqwala ngokugcweleyo. Futhi iBhayibheli lathi njengoba lomthetho usitsho ukwenza kuye ngokuhambelana ndawonye into yonke njengalokho iwundlu elaliyikho ubusuku bayizolo indawo kuphela yokukhonzela ngaphansi kwegazi elachithwayo lewundlu indawo kuphela lamuhla kuKristu. Indlela kuphela oyenzayo yikubuya kuye iyo indawo kuphela yokukhonzela. Wakuhleli kuyileyo ndlela indawo kuphela yokukhonzela kungaphansi kwegazi elachithwayo. Ngakho kathesi siyabona umfanekiso wonke wakho ukusombulula kithi. Nango elapho yiso isizathu uNkulunkulu engamvumeli ukufundisa, engavumeli enze loba yiluphi ulutho ebandleni kodwa ukuhlala athule ngobuso obumboziweyo. Manje yabona kungani ngikhulume izinto okwenza izinto engizenzileyo ngisazi konke lokhu enhlizweni yami. Mfowethu, bodade, ngiyazi, bodade, ngile ndawo yenu omzuzu nje. Lesimilo esihle uNkulunkulu angasibumba kuwe. Kodwa ngizama ukukhuluma kwelinye icele ukutshengisa lokho elivela kukho ekuqaleni. Jesu wasitshela ukuthi ukubuyela ekuqaleni ukukufumana yikho lokho esikwenzayo. Manje ngitshaye imicijo ephezulu kokuningi kwalokhu futhi ngithemba liyakuzwisisa. Futhi lina bantu elizabe lilalela leyi ithephu ngithemba liyakuzwisisa. Kuyela emuva nje ikutshengisa kuphela ukuthi uJesu wathi kuyela emuva kusukela ekuqaleni futhi ifumanise izinto zonke buyela ekuqaleni. Ningabona lamuhla ngani abantu bathi izonda abafazi lokho kukhatshana leqiniso angibazondi babiza ozonda abafazi kumbulani babiza uPauli ukuthi uzonda abafazi umthumayeli ongumfazi kungasikude wathi oh unjengoPauli wakudala konke ayekwenza yikudobhana lathi abafazi ongcwele kaNkulunkulu owavunyelwa ukubhala iBhayibheli iTestamente elitsha uthi uphikise amazwi akhe wathi nxa ingilosi evela ezulwini ifundisa enye into kulaleyi engiyikhulumileyo makabe ngoqalekisiweyo singakhulumi omunye umfazi ongumthumayeli. Wathi u-Elija wayezonda abafazi, wayengazondi abafazi, abafazi abaqotho. Waye ngathandi nje oJezebeli futhi ngalokho kunjalo manje lo Nkulunkulu kumele kube yindlela efanayo ngoba uyilizwi eleza kuba prophet ngakho kumele kube nguNkulunkulu indlela efanayo ngakho bona uyayazi indalo yasekusungulweni kusukela ekuqaleni wathi kusukela ekuqaleni babe ngabaprofethi labo ilizwi eleza kubo futhi wamenzela indoda futhi hathi indoda isenzelwa umfazi ngelikwazi lokho ukuthi umfazi wenzelwa indoda futhi hathi indoda isenzelwa umfazi bangaki abakwaziyo lokho iBhayibheli iyakufundisa lokho kulungile waphiwa indawo endodeni ngaphambi kokuwa elinganayo phezu kwendalo yonke kodwa emva kokuwa kathesi lapha siyaletha isifundo kodwa emva kokuwa wayesengumbusi wakhe kumele athule kuzo zonke indaba manje emva kwesiqalo sokusungulwa sesiphelile Jesu wathi kwakungenjalo kusukela ekuqaleni yikho lapho isikhathi esaqala khona lapho uNkulunkulu esenza kuqala ekusungulweni kwendalo yakhe bonke labo abazisisayo wothini amen futhi ekuqaleni uNkulunkulu wadala nje owesilisa oyedwa lowesifazane oyedwa kodwa ke umfazi wenziwa ngokwahlukileyo lezinyamazana zonke ezinye inyamazana ukuze akhohlise kathesi khangelani kathesi kwakungenjalo kusukela ekuqaleni wenziwa aluba wahlala esimilweni sasekusungulweni wayengasoze abe lokuwa kodwa wabangela ukuwa lokumphazamisa okwephula ukuhambelana ndawonye konke kukaNkulunkulu futhi waphosela ukufa usizi lokunye konke emhlabeni wenziwa njalo manje nanzelela manje emva isikhathi sikala emuva phakathi lapho kwakuyila phakade siphelile nanzelela emva kwalokho kuwa sokwenziwe ngu-Eva emva kokuwa kwadingeka ukuba esinye isivumelwano senziwe manje lokhu kuzalikhuba kodwa ngizalipha umbhalo ukufakaza ukuthi lokhu kuliqiniso. Manje, nanzelela, emva kokuwa, uJesu wathi, uNkulunkulu, ekuqaleni, wayenza okuwodwa kohlobo. Kodwa manje, emva kokuwa, manje, sesidlulela phambi kwalokho. Isivumelwano sasilingene kodwa khathesi emva kokuwa kulesinye isivumelwano esenziweyo manje wayengase ngumbusi kanye laye ilowo lalowo kumele abe lesivumelwano esehlukeneyo manje ake sibone uba lokho kunjalo asithatheni uGenesis 3 bothi sifumane nqa lokho kunjalo manje lapho siqhubeka ngoba sifuna ukuqiniseka ngalezi izinto ziyafundiswa lokulethwa ziliqiniso kanye ukuze ukuthi mhlawumbe lapha sibe lesikhathi esincinyane ngoba asikho kachana kakhulu la sekucineni kathesi ukufika kungcenye yokuvala kwesifundo ukutshengisa ukuthi kungani futhi kuyini mayelana ngokwahlukana lokunjalo manje kuGenesis isahluko 3 futhi sizaqalisa kathesi ngesahluko 3 futhi lendima 16 asiqaliseni ngendima 14 Futhi inkosi yathi enyokeni manje useza iqalekise ngoba usukwenzile lokhu uqalekisiwe phakathi kwenkomo zonke laphakathi kwazo zonke inyamazana zeganga futhi uzakuhamba ngesisu sakho futhi uzakudla uthuli insuku zonke zokuphila kwakho futhi ngizakubeka ubutha phakathi kwakho lomfazi laphakathi kwenzalo yakho lenzalo yomfazi futhi izakuchoboza ikhanda lakho futhi lawe uzalimaza isithende sayo ukuthembisa kusiza ngomfazi uMesiya ukuzohlenga emfazini wathi manje khangelani manje nanso isivumelwano lenyoka okuyikuthi bonke babelungile emuva ekuqaleni kumbe ngaphambi kokuqala emfazini wathi izakwandisa ubuhlungu bakho obukhulu futhi lasekukhulelweni kwakho futhi obuhlungu uzabeletha abantwana futhi ukukhanuka kwakho kuzakuba sendodeni yakho futhi izabusa phezu kwakho hathi akusela kulingana njalo ndawonye lakancane manje usephendukile futhi usengumbusi futhi wathi ku-Adamu ngoba ulalele ilizwi lomkakho wadla okwesihlahla engakulaya ngaso ngisithi ungasidli sona uqalekisiwe umhlabathi hathi uqalekisiwe u-Adamu manje uqalekisiwe umhlabathi ngenxa yakho uzakudla kuwo ngokukhathazeka zonke insuku zokuphila kwakho ameva lokhula oluhlabayo uzakukuvezela njalo uzakudla imibhida yeganga futhi ngesithukuthuku sobuso bakho uzakudla isinkwa uze ubuyele emhlabathini ngoba kuwo kuwo wathathwa ngoba uluthuli futhi ethulini uzakubuyela izivumelwano ezimbili manje lokho kuyavala isiqalo salokho uJesu akuchoyo kwakungekho njalo ekuqaleni kulesinye isivumelwano khathesi nanzelela ngesinye isivumelwano khathesi kulesivumelwano sokwadalwayo lokwakhutshwa endalweni nanzelela ukuwa kwaletha inhlupheko ukufa kuso sonke isidalwa sendulo kusenza umehluko kuyo yonke imvelo khathesi kasinanzeleleni lokho okwachiwo uJesu ngokuthi kusukela ekuqaleni kwakungenjalo khathesi akukho njalo kusukela sekunjalo khathesi sekunjalo emva kokuqala manje kulesivumelwano esiphindwe kabili okokuqala kwakuyisivumelwano nje u-Adamu lo-Eva babelingana indoda eyodwa lomfazi oyedwa manje umfazi wona futhi kuyini akwenzayo lokho wabaphosela bonke ekufeni njalo uNkulunkulu wayemele enze isivumelwano ngalokho esinye isivumelwano nanku lapha khona kuGenesis 3:16 wenza esinye isivumelwano khathesi umhlaba uza kugcwaliswa kakutsha hhathi lwendalo kaNkulunkulu eyasungulwa kuqala njengasekuqaleni hathi ngendalo yokusungulwa kodwa ngesifiso sokulalana manje lokho uyanakekela isiqalo akunakekeli na ekuqaleni wakule ndoda eyodwa kuphela lomfazi oyedwa owesilisa oyedwa lowesifazana oyedwa kodwa lapho esechaphe umzila lo njalo waletha lesi isono khathesi umhlaba uza kugcwaliswa kakutsha njalo ngokwenza amacansi hathi ngokudalwa ngokwenza amacansi bona lapho umfazi akhona manje manje kodwa yiyo indlela umhlaba ogcwele abantu ngayo lamuhla kungabafazi yiso isizathu uJesu weza okokubuya ngomfazi ukukubuyisela ekuqaleni kwaso kokusungulwa njalo kungela sifiso sokulalana uzelwe yintombi kodwa haleluya uzakuza isikhathi lapho okungasoze kube khona ukulalana njalo kodwa uNkulunkulu uzabiza abantwana bakhe ethulini lomhlabathi kubuyele njengalokho ababeyikho ekusungulweni hathi langawuphi umfazi Ubotwa, ekubumbeni kodaka lokukhanya okusesibhakabhakeni futhi lamafutha uzadala njalo njengalokho akwenzayo u-Adamu ekuqaliseni.
UJesu
wakwenza lokhu kwenzeke ngoNkulunkulu ezenza umuntu ukuthi wabuya emhlabeni ukuze afe ngalo umfazi. Manje isikhathi sokuvivinywa ngesono. Manje yabona ke emva kwesiqalo kwakungenye into eyangeniswayo. Manje lokhu kuzalethusa. Selidiniwe, hlalani nje lithule okwesikhatshana. Khona-ke lapho isivumelwano esikabili sisenziwa ngendoda lomfazi ngokulalana esinye isivumelwano impela, hathi isivumelwano sasekusungulweni kodwa esinye isivumelwano. Manje kuyini okungenisiweyo? Isithembo kukho konke.
Khona-ke
emva kwesiqalo isithembo sangeniswa konke ebantwini yasezilweni. Emva kwesiqalo ukuwa onkulunkulu khathesi okwesibili ubeka imvelo entsha njalo ngokulalana. UNkulunkulu wadala okokuqala kungela kulalana. Yakukholwa lokho? Manje ngesinye isivumelwano kanye lemvelo uyakungenisa ngolunye uhlelo ngokulalana. Isivumelwano sesibili owesilisa oyedwa okunsikazi okuningi indluzele enduna eyodwa umhlambi wonke wendluzelekazi. Kunjalo na inkunzi eyodwa umhlambi wonke wenkomo. Inkomokazi iqude elilodwa iguma eligcwele izikhukhukazi. Kunjalo na uDavida oyedwa othandwa inhliziyo yakhe uqobo elabafazi abangamakhulu amahlanu elabantwana abalikhulu abazalwa kuye ngomnyaka owodwa abafazi abehlukeneyo. Indoda ethandwa inhliziyo kaNkulunkulu ngokwakhe. USolomoni oyedwa elabafazi abayinkulungwane. Kodwa nanzelela khathesi kwakungekho njalo ekuqaleni, kodwa khathesi lokungemuva kwasekuqaleni. Umfazi wenze lokhu, khona-ke kuba nje yilokho ayikho khathesi. Bona uDavida inkosi owayemela uKristu, bamba lokho engqondweni yakho. UDavida wayemela uKristu, yakukholwa lokho? UKristu uhlezi uzakuhlala esihlalweni sakhe. Futhi uDavida indoda ethandwa inhliziyo kaNkulunkulu ngokwakhe wayelabafazi abangamakhulu amahlanu. Bona lokho engikutshoyo. Davida elabafazi bakhe abangamakhulu amahlanu, uSolomoni elabakhe abayinkulungwane. Futhi uSolomoni indodana kaDavida enyameni, lokho okumela uJesu Kristu indodana kaDavida ngokukamoya. Kodwa lokho ngokwemvelo impilo yokulalana, lokhu kuza kuba ngokukamoya kudaliwe. Ngani kudaliwe? Bona yiyo indlela okwakuyiyo ekuqaleni, kodwa hathi khathesi kulimpilo esiphila kiyo manje. Nanzelela, ungehluleki kulokhu khathesi. Kubekeni bonke phansi enhlizweni zenu. Kodwa akula loyedwa walabo bafazi owayengaba lenye indoda. Uyindalo eyasungulwayo, hathi umfazi. Akula loyedwa wabafazi labo owayengaba lenye indoda, kodwa leyo ndoda eyodwa ingaba labafazi abayinkulungwane. Lokho kuyitsho kanje inkosi. Lelo liBhayibhili. Manje ngibuyele emuva ngathatha isikhathi sami futhi ngalitshengisa ngemuva le lapho okwaqalela khona lokho uJesu akutshoyo. Manje liyakubona ngokusobala. Abe ngaba labaningi wena uthi lokho kwakungokuka-Israyeli. Kunjalo na lapho u-Abrahama ethatha uSara elizweni lamaFilistiya, kwakulenkosi phansi lapho ethiwa ngu-Abhimeleki. Futhi uSara wayeleminyaka elikhulu ubudala ekukho, kodwa wayeguquliwe wabuyela ukuba ngumfazi omutsha futhi wenziwa waba muhle. Yakwazi lokho? Ulungile.
Futhi
uAbimeleki wayemfuna okomfazi. Yakhumbula umbiko wami. Kukho uAbimeleki wayefuna ukuthatha uSara okomfazi. Mhlawumbe wayelabafazi abaningi. Kodwa wayengeke amthathe.
Nga
wayethethwe nguAbrahama. Ngakho uAbrahama wathi kuSara, "Jono ukuthi umfowethu ngoba uzangibulala ukuze akuthathe." Ungani engazange aqotshe u-Abrahama phandle kwelizwe futhi athathe umkakhe futhi azihambele? Kwakungasimthetho kuphela kumakholwa kodwa ebantwini bonke endalweni. Soni kumbe ongcwele yilo mlandu ndoda ngezenzo lezi. Kwakule nkosi yesihedeni, bangaki abayaziyo leyo ndaba iliqiniso kule Bhayibhili uGenesis kungaba yisahluko 16 ngiyacabanga. Yananzelela u-Abimeleki wayengamthatha abe ngumfazi, wazilungiselela ukuba lalinkazana yomHebheru futhi wathi lo ngowami, wathi lo ngumfowethu, wathi lo ngudadewethu. Futhi u-Abimeleki wathi ngiza ukumthatha nje okomfazi. Ungakucabanga indoda isenza into enjengaleyo, kodwa wayenza. Futhi-ke lobo busuku lapho esiyalala, inkosi yabonakala kuye ephutsheni futhi yathi, "Abimeleki ufana lo muntu ofileyo. Wayevikela leso sifudlana segazi labaJuda lapho, liyabona? Wathi ufana nalo muntu ofileyo, lo mfazi wenye indoda olungiselela ukumthatha." Wathi, "Nkosi, uyazi ukuqiniseka kwenhliziyo yami." Wathi, "Angithelanga ukuthi lo kwakungumfowethu, yena ngokwakhe akatshongo ukuthi lo ngudadewethu." Wathi, "Ngiyakwazi ukuqiniseka kwenhliziyo yakho, yiso isizathu ingakuvumelanga ukuthi ungonele, kunjalo na?" Wathi, "Uyisela umkakhe, ngoba leyo ndoda ngumprofethi wami. Futhi ngaphandle ubuyisele umkakhe futhi umvumele akukhulekele, athi umphristi wakho. Nxa engakukhulekeli, isizwe sonke kasisekho. Amen." Nanko umusa omangalisayo. Kunjalo, isizwe sakho sonke siphelile. Nguye umfazi waleyo ndoda futhi ungumprofethi wami. Amen. Lokho kuyitsho kanje inkosi. Yiwo umbhalo uqondile. Manje siyathola ukuthi ukufa kwabangelwa. Ukufa kuyimbangela yesono somfazi. Sabuya ngomfazi futhi hathi indoda. Ngendlela yakhe yokuphila impilo yakhe futhi ngaye ukufa konke kuyabuya. Indlela yakhe yokupha impilo yokufa. Bangaki abakwaziyo lokho? UJobe 14. Nga ufuna ukubhala phansi umbhalo. Nilakho. Nga ubuza lokhu. Ngile mbhalo elotshwe phansi kukho konke kwalokhu. Nga ufuna ukubhala uJobe 14 lapho. Uthi, "Umuntu ozelwe ngumfazi ungowensuku ezilutshwana futhi zigcwele inhlupho." Unjalo na? Uza njengeluba, uqunyelwa phansi, uthi abune, lokunjalo bona. Wonke umuntu ozelwe ngumfazi uzalelwe ekufeni khona lapho esiza. Kodwa lapho ezalelwa endalweni kaNkulunkulu angeke afe. Uvela kuleso esinye isihlahla, leso esasisesivandeni se-Edeni, uKristu. Impilo elaphakade yeza ngesihlahla. Oh, wena uthi wayeyisihlahla sibili. Awu, bathi alingathathi okwalesi sihlahla. UNkulunkulu wathi uGenesis emuva le, "Lingathathi okwalesi sihlahla." Awu, umfazi uyisihlahla. Uyisihlahla sesithelo. Uyisithelo sikamama wakho. Isithelo sesibeletho nguwe. Kunjalo. Futhi-ke isithelo sesihlahla sokuphila esasisesivandeni se-Edeni uKristu. Ngomfazi kwabuya ukufa. Ngendoda indalo yokusungulwa wabuya ukuphila. Ukuzalwa ngumfazi yikufa, ukuzalwa nguKristu yimpilo. Bamba umqondo. Yikho lapho manje yabona lapho ubuNkulunkulukazi obaya khona. Kali kuboni uAdamu wakuqala lo Eva bafanekisa uAdamu lo Eva besibili. Bona ukwandisa. Manje ukwandisa kuka-Adamu lo Eva kwakungokulalana ukugcwalisa umhlaba, kodwa kwakungenjalo ekuqaleni.
uNkulunkulu wenza nje owesilisa lowesifazane njengalokho akwenzayo ezinye izidalwa zakhe. Bona emthethweni njengebandla manje masithini ngokubonakala kwalawa amaqiniso aqinisiweyo kaNkulunkulu sihlole sisiya phambidlana nxa lifuna. Kolongile manje lokhu kungazwisa ubuhlungu kancinyane size sehle phansi ekugcineni kwakho, kodwa izalitshengisa iqiniso lakho. Akula mjumayeli ongathatha umfelokazi elikwazi lokho na. Ngifuna ukukubala lokho, kulungile. Ngingangena kulevi, Levi 21:7, loHezekeli 44:22, futhi liza kutshengisa ukuthi ubupristi babungamelanga ukuthatha umfazi othintwe yindoda. Umfanekiso ungowomlobokazi omkhulwa kaJesu Kristu, ngoba babe bamba umlilo kaNkulunkulu abapristi, babe kwenza amadodana ka-Aroni. Asila sikhathi sokukubala konke futhi siphume emini enkulu sesile mizuzu engamathumi amabili. Futhi labo ngamadodana ka-Aaron ayebamba umlilo kaNkulunkulu, ngakho babengeke bathathe umfazi owake wathintwa ngenye indoda. UNkulunkulu ongaguqukiyo watsho njalo. Babengeke bathathe omunye umfazi, futhi umfazi othintwe yindoda kutshengisa ngomfanekiso lapha. Nxa ufuna ukubona ukuthi bandla likaNkulunkulu ophilayo limsulwa alikhutshaniswanga ilizwi likaNkulunkulu, futhi kungayisiyo inhlanganiso yesonto ebanjwe ngumuntu. Nanzelela, asibaleni lokhu lapha, ngifuna ukufikisa lokhu kini. Matthew 5, uJesu wakhuluma lapha ngenye into eqakathekileyo. Sibili, ifuna ukukubona uMatthew 5. Ilobe kweyami ngimake phansi ezinye zezinto ebengizazikhuluma nje endodeni, ngakho bengile isikhathi esincinyane ngikhuluma nje phambi kwabodadewethu. Kodwa ngifuna ukuhamba lapha manje singaka manje dadewethu, ngifuna ukubeka endaweni lapho ilizwi likaNkulunkulu la kuthembisa khona. Futhi uyabona ke uhlale kuleyo ndawo. Futhi uMatthew 5:32 ifuna ukuthi linandzelele lapha ukusekela umqondo ofanayo wo oyedwa la abanengi. Matthew amachumi amathathu, ngicabanga uMatthew 5:32 31 ukuqala ngakho.
It has been said,
kwathiwa ilo olahla umkakhe kamnike incwadi yokwahlukana. Lowo nguJesu ekhuluma, lo owathi ukusukela ekuqaleni manje khangela. Kodwa mina ngithi kini ukuthi ilo lalo olahla umkakhe kungengenxa isizathu sokuphinga umenza afebe. Bona ilo lalo olahla umkakhe kungengenxa isizathu sokuphinga umenza afebe, ngani uzakwenda njalo. Futhi ilo lalo omthathayo, lo owahlukanisiweyo, wenza ubufebe. Bona ulendoda ephilayo, ngakho akula muntu ongamthatha. Akula ndaba lokho akwenzayo lokuthi ungubani. Ulendoda ephilayo akula ndlela kuye la kancinyane. Kodwa akusikho okwendoda ubangela umfazi, hathi indoda. Uyakubona, kumele wenze ilizwi igijime ngokuhambelana ndawonye. Bona akula lutho oluthi indoda ayingeke, kodwa umfazi angeke. Bona uyambangela umfazi, hathi indoda. Yikho kanye lokho iBhayibheli elikutshoyo, uyambangela umfazi. Akukhulunywanga ngokwalela indoda ukuthatha kakutsha, kodwa umfazi ngani? UKristu emfanekisweni, nanzelela, ukhulunyiwe ukuthi angeke athathe kutsha. Kuphela intombi engathatha kakutsha, engathatha kakutsha njalo nxa kuyintombi, kodwa angeke athathe umfazi wenye indoda, hatshi sibili. Futhi engathatha umfazi olahliweyo uphila ekufebeni, anilandaba ukuthi ngubani. Bhayibheli lathi ilowo lalowo omthathayo owaliweyo uphila ebufebeni. Nankoke hathi abehlukanisiweyo, bona lokho okwasungulwayo ngemuva lapha
kusukela ekuqaleni manje. Ukuthatha kakutsha, manje nanzelela, indoda ingakwenza, kodwa umfazi angeke, njengoDavida, njengoSolomoni, njengokuhambelana ndawonye kweBhayibheli, lonke, manje, okufanayo loDavida labanye babo bonke. Manje, liyananzelela, wabase Korinte bokuqala, 7:10, nanzelela, uPauli uyalaya umfazi, lo ozakuba, lo owehlukana lendoda yakhe. Ukuhlala ehedwa kumbe abuyisane athi ukwenda kakutsha kumele ahlale yedwa kumbe abuyisane njalo lendoda yakhe angeke enda kakutsha kumele ahlale ehedwa kodwa nanzelela akazange akhulume ngendoda bona awungeke wenze ilizwi ligqambe amanga kusukela ekuqaleni umthetho wokulalana ngesithembu manje ilizwi likaNkulunkulu ihamba liqinisekile kanye lemvelo kaNkulunkulu ihamba ngokuhambelana ndawonye bona ukuthi kulombono owodwa ohaya empumalanga futhi omunye waya entshonalanga kukhona kumele uphenduke eqinisweni ukufumanise ukuthi kuyini kuhlezi kuyileyo ndlela isivumelwano esivamileyo loNkulunkulu kusukela ekuqaleni kuqala ngaphambi kokuqala kusukela ekuqaleni kwakulokukodwa lokukodwa emva kokuba isono sesingenile bonake waba le ndoda eyodwa lexuku labafazi luhambise ngaleyo ndlela emvelweni yonke inyamazana labantu lemvelo yenyamazana yinyamazana izidalwa ezilegazi elikhudumalayo ngiyakwazi lokho sonke thina bona futhi konke imvelo kaNkulunkulu ihambelana ndawonye kodwa khathesi lokho impawu sezivuliwe umoya weqiniso uyasiqondisa elizwini lokho kuyachaza ukuthi kungani onke amaphutha aye phansi ezikhathini ngoba impawu zazingavulwanga lokhu kwakungembulwanga kuliqiniso nanzelela wena ungeke wenze amathunzi ahluleke njengoba ngijumayela kini ubusuku bayizolo esibuyeni kumele kuphume kuqondile kungaba kanjani ithunzi lendlovu isiza esibuyeni futhi encinyane indoda ende ecakileyo iphume ukuba yindlovu kumbe indlovu kwencinyane indoda ende ecakileyo manje nxa ungakunanzelela khona ngomfanekiso opheleleyo manje kulomfazi weqiniso umfazi weqiniso intombi eyendela endodeni yakhe futhi aphile futhi uyinto ebusisekileyo endodeni nxa uNkulunkulu wayengabe enike indoda yakhe into engcono kulomfazi wayengabe emnikile lokho kodwa kulungiswe ukuba yisenzo sokulala laye futhi akula enye inyamazana elungiswe njengalokho akula esinye isidalwa emhlabeni esilungiswe njengalokho yiso isizathu ibona isithembu kungenxa yalokho yikho lokho okwasilethayo manje khangelani ekuhlolisiseni kokucina khangelani kulo Jesu Kristu oyedwa kunjalo na indoda eyodwa uNkulunkulu u-Emmanuel yakukholwa lokho kodwa amalunga omkakhe yena banengi bona izinkulungwane eziphindwe kazinkulungwane zezinkulungwane kunjalo na umkakhe umlobokazi ibandla liyakuzwisisa manje yiso isizathu wathi ku-Adamu ngaphambi kokuba ukulalana kungakaziswa ukumbe kungakangeniswa yandani igcwalise umhlaba lapho esasekuqaleni lapho esaseyikho konke owesilisa lowesifazana phakathi kwakhe lapho kuyatshengisa ukuthi umlobokazi kumele aphume evela elizwini ngokwandisa kukamoya ukwandisa bona ukugcwalisa umhlaba manje esenzeni sokulalana bona imibono yaqubanisa lezi zinto ezimbili ngakho ke awungeke ukwenze kumele ukuthi ukubuyisele emuva eqinisweni lakho ekuqaleni futhi ekugcineni lapho kuzakuba lenkosi eyodwa uJesu lomlobokazi wakhe abanengi obunye liyakubamba
There was one David.
Wabu lo Davida oyedwa esihlalweni inkosi eyodwa othandwa inhliziyo kaNkulunkulu ngokwakhe elabafazi abangamakhulu amahlanu Jesu ehlezi esihlalweni sakhe haleluya kumilenium elomkakhe njengalokho okwakuyikho ekuqaleni kudalwe ngokomhlaba ngesandla sikasomandla uNkulunkulu ekuvusweni kwamalunga amaningi nankoke bafazi yisani ukuba yilokho ozani kuKristu khona-ke aliyikuba phakathi kwaleyo ngcekeza enyanyekayo phandle lapho kodwa ingceke kuphela ulilunga lebandla nje uzama ukuphila ngokuziphatha lokuhle ngokwakho awusoze uphumelele le ndoda angeke iphumelele ngaphandle kukakristu njengopawulu waqhubeka esithi kodwa lapho ukristu akula owesilisa kumbe owesifazane bonke bamunye kodwa ukwenza lowo mtshado lokwahlukana uqondiswe ukuze wazi ukuthi yikuphi okuhle futhi yikuphi okungalunganga manje uyakutshengisa khona sobala lapha kule mifanekiso kulo kristu oyedwa lamalunga amaningi alowo mfazi nanzelela angasilahla ngokuphinga kukamoya futhi le mfundiso yamanga loba nini lapho afuna ukukwenza kodwa ungazama kanjani ukumala yena futhi uphumelele indoda ingalahla umkayo ithathe omunye kodwa hathi umfazi ukulahla indoda yakhe futhi endele komunye bona wonke amathunzi le mifanekiso lapho ulingene ngokupheleleyo bona indalo eyasungulwayo hathi okwakhutshwa kokunye loba ngaphi hathi ibandla umlobokazi ngelizwi hathi umfazi indoda isikhathi sonke yikho kungazake kutsho loba yini okumelana le ndoda ikwenza kuhlezi kungumfazi yikho kanye kodwa engaba ngumlobokazi kakristu ngokuba futhi khumbula yena eyingxenye yendoda ibhayibhili lathi engakungenani kangivumeli umfazi ukuthi afundise kumbe ukuba legunya kodwa ukuba athule ngoba u-adamu wabunjwa kuqala futhi-ke u-eva futhi u-adamu kakhohliswanga kodwa owakhutshwa endalweni wakhohliswa kodwa uyakusindiswa nxa eqhubeka ebungcweleni lokuqonda futhi lasekuzaleni abantwana futhi lakho konke okunjalo ngoba khona-ke uba yingxenye yalindoda yikho lokho okuletha kungani u-abrahama engazange kungani uNkulunkulu engazange abulale usara ehlezi khona lapho elandula futhi eqamba amanga ebusweni bukaNkulunkulu ehlezi lapho njengomuntu wenyama esidla inyama esidla isinkwa enatha uchago futhi wathi kungani usara ehlekile ngemuva le emuva kwakhe ethenteni wayengakaze ambone esithi lokhu zingaba njani lezi zinto wathi angizange ngikutsho mina tshela uNkulunkulu ukuthi umqambi manga ebusweni bakhe kodwa wayengeke amthathe ngani uyingxenye ka-abrahama amen wayengeke amlimaze engalimazanga u-abrahama manje lina bafazi bonani lapho okufanele libe khona futhi ibhayibhili lathi lina bafazi obani njengalokhu usara ayeyikho owayezigqokisa ngezigqoko ezifaneleyo waphila ngokuthembekileyo futhi nokuqinisekileyo endodeni yakhe emthanda kangako okokuthi wambiza nkosi umbusi ubunikazi futhi lina abanye abafazi ligqoka lezi zigqoko ezingafanelanga futhi liphume phandle lapha ukuziphosa phambi kwamadoda ujesu wathi lowo nalowo obuka umfazi amkhanuke usefelile laye enhliziyweni yakhe manje-ke ngubani olecala indoda kumbe wena ungowesilisa wenziwa njalo ukuze athathe isenzo lesi bona futhi wena ungumfazi ofanele ukwala futhi kungani uzibeka phandle njengalokho akusikho kokuthi kubethwe ngumoya yakwazi akungeke kube njalo lapho usuphose
Oma ngomqando uze ufe ugqoke okaphudula. Bona, akungeke kube ngokuthi ubethwe ngumoya. Manje ke kuyini? Ungokwengcekeza, awungeke ukuvume. Kodwa kuliBhayibheli elitsho njalo, iqiniso lelo. Umoya ongcolileyo lowo kuwe awufuni ukuba ongcolileyo kodwa kawunanzeleli ngokomoya ungcolile ngoba uzibeka ungcolile manje indoda awakhe amadala angcolileyo amadolo angamafindofindo futhi nxa wayengagqokanga ngitsho impahla kwakungeke ngitsho kube lo mehluko umzimba wakhe awulini ngani wayesendalweni eyasungulwayo isimilo kumele kube njalo bona kodwa wena wakhutshwa endalweni ukuze ulinge uNkulunkulu ngoba lesihawu oh minabo lomhlaba oyisono ngizathokoza lapho sekuphelile nanzelela engalahla ungakhe lobanini afuna khona ukukwenza kodwa yena angeke amlahle engangenza mina engangiphosela othulini loba nini esenza umzamo kodwa oh mfowethu kungcono ngingazami ukumlahla lapho sengiphelile uSolomoni wayengathatha loba nguphi umfazi ongendanga wayengathatha loba nguphi umfazi ayemfuna umpriesti wayengathatha kuphela umfazi owayeyintombi uSolomon, njengoDavida, wathatha, kwakungubani ibizo lakhe, Abigail, lo, wakulendoda, okwakuthiwa isiwula, wayenomfazi omuhle, futhi wafa, futhi, uAbigail, wathathwa nguDavida, wayeyinkosi, hathi umpristi, bona, ngakho wamthatha, kodwa, umpristi wayengeke enze lokho, ngoba, wayebambile, kumbe wathatha umfazi ukuba ngumkakhe, lo owayesevele waba ngumfazi wenye indoda ngakho lokho kutshengisa ukumsulwa bebandla lenkosi uJesu Kristu umlobokazi uzafanele ukuba engaxubaniswanga ilizwi kungela lizwi elilodwa eliswelakalayo loba ngaphi qiniso ungacabanga umlobokazi oqondileyo libele elilodwa lingekho futhi elinye lakhona enye into engalunganga yazi lokho akuyikuba ngumlobokazi kaKristu uphelele uyinto yonke ilizwi kungela lizwi elilodwa lisehluleka loba ngaphi hathi nanzelela engamlahla umfazi kodwa yena angeke amlahle wakwenza ufakazele ensukwini lapho uLuther wesi lePentecosti lapho besala ukuba ingxenye yokuya phambili kwakhe ngokuba le ndaba yokulalana kukamoya ukukhulelwa ngengxenye yokuya phambili kwelizwi liyazwisisa wala ibandla leLutheran layala ukuthi uKristu abe lezinye izifiso ngaye uLuther wakwala futhi angithi lokhu ngizangibiza enye into kungenani akho kunjalo namuhla ngoba bonke bayehluleka ukuthatha lelo lizwi bayamala uKristu futhi loba nguphi umfazi owalela indoda ukuba lo mntwana laye akala lungelo lokuba ngumfazi kuye amen iyakhumbula eBhayibhelini lapho inkosi ithatha uEsther ngoba indlovukazi yala wazitholela omunye nje futhi lapho kuyini okwenzakalayo lapho esala ukuphuma phandle lenkosi futhi ayilalele into efanayo lomfazi owala ukuba ngumfazi endodeni yakhe futhi kunjalo ebandla eliyala ukukhuleliswa esikhathini esiphila kuso khathesi ukuletha abantwana balesi sikhathi asisiyo maLutheran asisiyo maWisili kanjalo asisiyo maPentecosti
we've got to be the children of this age.
Kumele sibe ngabantwana. Ngalesi sikhathi. Okukhulelwa kwelizwi likaNkulunkulu ukuzala umntwana walesi sikhathi. Umntwana oyimbewu. Amen. Ngithemba liyazwisisa. Ayengela ukukhuleliswa. Hathi, akho kuyini lokho akwenzayo? Bamlahla. Ekwahlukaneni. Kunjalo. Kodwa owesifazana angeke amale. Yena wamala owesifazana. Waqhubeka esambula ilizwi lakhe emzimbeni futhi emqinisa okufanayo ngokwakhe abantwana bakhe baqala ukungathi bakhangeleka kakhulu. njengaye ngoba bekukhula ngokugcweleyo kumbe baba ngabantwana belizwe athi abantwana bebandla abantwana belizwe futhi umlobokazi uzakuba lininakazi elincinyane elihle lelizwe belingaqhutshaniswanga belingabanjwanga langayiphi inhlanganiso yomuntu loba yiwuphi umcabango owenziwe ngumuntu uzakuba emsulwa engaqhutshaniswanga umlobokazi welizwe amen futhi amen.
I hope you get that out on the air.
Ithemba liyakubamba lokho. Phandle emoyeni.
Uzakuba
indodakazi kaNkulunkulu. Ekhulelweyo. Bona ukuba umfazi engaba ludumo bani. Bona ukuba ibandla lingaba yinto enkulu kanjani. Kodwa uyabona lapho ukungcola osokumfikise khona. Manje ke uzama ukufananisa lelo bandla. Handle le kanye lebandla lapha awungeke ukwenze. Futhi uzame ukulinganisa isihlebi sesitalade kanye lebandla likaNkulunkulu ophilayo. Kumbe umfazi. Umfazi oqondileyo kanye lesifebe. Kungani kulezinto ezinjalo? Kungumthetho kaNkulunkulu. Umthetho wokuphambana. Singabakwazi kanjani ukukholisa ukukhanya kwemini aluba kwakungela busuku? Singabakwazi kanjani ukukholisa umkhathi omileyo aluba kwakungela zulu? Singabakwazi kanjani ukukholisa nokuhlonipha umfazi sibili aluba kwakungela ongcolileyo? Waqhubeka elambula esambula ilizwi lakhe, kodwa makungaqali loba nguphi omnye wethu azame ukumala yena endele komunye. Manje ngeqiniso kusobala kungani imibono yomibili ingaqondanga? Awungeke ukwenze kuhambe ngalindlela, akuseke ungakwenza kuhambe ngaleya ozahamba kwedlule isithembiso. Nansi isithembiso, nansi into khona lapha, ilizwi ngaliziphikisi kumele lihlale lihambelana ndawonye. Khathesi okungedluli uMathewu 28:19 ephikisana lo imisebenzi 2:38. Manje abanye benu bafazi, abanye benu madoda, ngiyakwazi kali ngalivumelani lakho ngoba uyazi awungeke ukufihle lokho khona khathesi awungeke. Kodwa wothi ngikutshengise enye into nje. Nxa uMathewu 28:19 wathi hamba nini khona-ke lifundise izizwe zonke libabhaphathize ebizweni likaBaba lelendodana lelikamoya ongcwele futhi bathibilika futhi wonke umuntu owake wabhaphathizwa wabhaphathizwa okuphambene lalokho babhaphathizwa ebizweni likaJesu Kristu. Ngoba loba konke esikhathini seBhayibheli futhi leminyaka engamakhulu amathathu emva kwesikhathi seBhayibheli kusiya eNasiya Council khona-ke bathatha izinkolo esikhundleni. Uyini umahluko? Nxa kumembulwanga futhi uyazi ibhuku lonke iBhayibheli lonke liyisambulo. Yiyo indlela okufanele ubekwazi ngayo iqiniso phakathi kwalokhu lokunye kunenxa yokuba kuyisambulo. Futhi isambulo kumele sibe kanye lelizwi, hathi ukuphikisana lelizwi. Futhi awu nina wembulwa kimi bona-ke nxa kuphambene lelizwi akuvelanga kuNkulunkulu. Kunjalo manje nxa ufuna ukuthatha uMathewu 16:18 uJesu wathi ngokwakhe ukuthi ibandla lonke ibandla lakhe lizakwakhiwa phezu kwesambulo sikamoya sakhe okuyilizwi. Ngithi kuwe ukuthi wena unguPetro futhi inyama legazi akuzange ukwambule lokhu kuwe, kodwa ubaba wami osezulwini wembulile lokhu kuwe futhi phezu kwaleli dwala. Manje ngiyazi abangane bethu beKatolika lapho lithi lakhiwa phezu kukaPetro futhi uPetro umpostoli. Ngakho usibani bani ekuvumelaneni kwesipostoli lokulandelana? AmaProtestanti athi lakhiwa phezu kukaJesu Kristu, athi ukwahlukana, kodwa thatha nje lokho akutshoyo. Wathi inyama legazi akukwambulanga lokhu kuwe, kodwa ubaba wami osezulwini ukwambulile lokhu kuwe. Futhi phezu kwaleli dwala isambulo sikamoya salokho ilizwi eliyikho lizakulakha ibandla lami, futhi lamasango esihogo awasoze alinyikinyele phansi. Mkake akayi kulingwa. Amanye amadoda. Izakulakha ibandla lami. Kuthi amasango esihogo awasoze alinyikinye. Kuthi uAbela noKayini. Esivandeni seyideni. UKayini wathatha umcabango wakhe. Wathi. Manje, khangela, uNkulunkulu nguNkulunkulu olungileyo, uphezu kwemvelo yonke. Ngakho, ngizathatha indumba lamagwili, futhi ngizathatha amaluba, futhi ngiza kumenzela ilathi elihle sibili. Lelo libani, waguqa phansi, wakholwa uNkulunkulu, wakhonza uNkulunkulu, waphakamisa izandla zakhe, futhi wanikela lumnikelo, wenza yonke into yenkolo leyo uAbela ayenzayo. UAbela wakha uhlobo lunye kwelathi. Kodwa lapho uAbela eletha owakhe, waletha iwundli. Manje uKayini wacabanga ukuthi ukwenza umuthi wesono, ukuthi ubaba wakhe lomama kufanele ukuthi badla isithelo njengalokho abakufundiswayo kuleso sivande. Kodwa uAbela ngesambulo sikamoya wazi ukuthi kwakuligazi elakwenzayo ngesambulo sikamoya. Futhi iBhayibheli lathi kumaHebheru isahluko 12 isahluko 11 ukuthi uAbela ngokholo isambulo wanikela kuNkulunkulu umhlatshelo ongcono kulokaKhayini. Ngalokho uNkulunkulu wafakaza ukuthi wayelungile. Kunjalo na. Amen. Fowethu, dadewethu, isobala. Yangaloba yini esobala kimi? Nanso into yonke. Manje, ngomtshato lokwahlukana, bona, kumele kwambulwe. Kuze kwambulwe, awukwazi. Kodwa wathembisa kulolu usuku lokugcina, kulesi sikhathi, ukuthi yonke imfihlo efihlakeleyo eBhayibhelini izakwembulwa. Bangaki abakwaziyo lokho? Sambulo, isahluko 10. UJesu wakuthembisa ukuthi zonke lezi imfihlo ezifihlakeleyo ngomtshato lokwahlukana, zonke lezi ezinye imfihlo ezifihlakeleyo ezazikhona ziza kwembulwa esikhathini sokugcina. Manje yakhumbula ilizwi lathi hamba eTucson, kumbulani ukukhanya okuyimfihlo esibhakabhakeni. Ingilosi yesikhombisa imile lapho yaphenduka lokuvulwa kwempawu eziyisikhombisa. Khangela lokho okwathatha indawo. Lokho kuliqiniso. Manje nje obuya phambili kancinyane. Kodwa manje zwanini lina? Ngiyazi sekusiba isikhathi sokuba lihambe kuye kudla. Kodwa ngidla kahle nje. Anzelela. Manje umfazi ule ndawo yakhe. Futhi uligugu. Solomon indoda eyayilabafazi abazinkulungwane ezilithumi. Kumbe wayelabafazi abayinkulungwane ngenisitho. Wakutsho lokho. Indoda ethole umfazi ithole into enhle. Wathi umfazi omuhle uligugu emqheleni wakhe. Lokho inhlonipho. Kodwa ongalunganga ungamanzi egazini lakhe. Leyo yimpilo yakhe. Wathi kungaba le ndoda eyodwa elungileyo etholakala kwabayinkulungwane. USolomoni watsho lokhu. Kodwa wathi awusoze uthole umfazi olungileyo oyedwa phakathi kwenkulungwane. USolomoni wakutsho lokho. Bona manje nanzelela lokho ukuthi yikho okuyikhona. Kodwa uyabona mfazi uligugu. Nxa ufuna ukuba ligugu kodwa isifiso kumele sibe ngawe. Futhi uyabona kungani umtshato lokwahlukana wawunjani? Ukuthi uJesu wakhombela emuva laphaya kwakungenxa yohlobo lwakho lwaluyimbangela yesono sonke. Yiso isizathu isithembiso lokwahlukana lezinto kwangeniswa. Ekuqaleni kwakungenjalo, futhi kwakuyikuba njalo emhlabeni phetsheya laphaya.
Look at Jacob, out of whom come the patriarchs.
Kangela uJakobe, okwaphuma kuye, okhokho. Wayelabafazi abayidazeni. Wathatha odade ababili, futhi wayelabafazi abaseceleni ngaphandle kwalokho, abafazi bomthetho wabantu ayephila nabo. Futhi abokhokho labo bazalwa ngalabo bafazi baseceleni. Kunjalo na? Bona, kufanele wenze ilizwi lihambe ngokulolongekileyo. Oh, ilama page akho.
Nga umfundisi engangibuza ngakho futhi sibe ndawonye singakhuluma ngakho kodwa ngeqiniso nga engabe elo kukamoya engabona khona lapha ukuthi kuliqiniso akulambuzo kukho umfazi olungileyo uyinto enhle ngiyakwazi lokho ngiyakwazi ngabafazi abaqotho sengahlangana labafazi sibili abaqotho beqotho nje njengaloba nguphi umuntu owake wahamba wakutshwa endalweni futhi nesiqephu sakhe futhi ekuweni wamlalela yena nje wa uyingxenye yakhe kodwa kukuye kwenziwe ukuze abe ongcolileyo futhi uphiwe ilungelo lokwala kumbe ukuvuma lokho kuphambene lemvelo yokusungulwa ekuqaliseni kona kodwa nankoke manje sekulihola lethumi lambili nta ngakho ngizakweqa enye into lapha okwemizuzu emilutshwana ngifuna ukulibuza enye into manje khumbula ngitho lokhu nje eqembini lami kuphela futhi phandle emoyeni ngitho lokhu kubalandeli bami kuphela lumbiko uqondane labo kuphela futhi nalokho engizakutsho lapha futhi noba nguphi umthumayeli yena lokho ngokwakhe yebo ungumalusi womhlambi makenze loba yini akufuna ukukwenza lokho kukuye lo nkulunkulu loba nguphi umpristi loba nguphi umthumayeli lokho kukuwe mfowethu ikhuluma lapha kuphela eJeffersonville indawo kuphela engingakhuluma lokhu khona kungokuba ngumhlambi wami umhlambi lowo umoya ongcwele owangiphayo ukuzwisisa ukuba umbonisi phezu kwabo futhi ozangibeka umlandu ngakho futhi laba bantu bami babe ngabaphendukileyo lapha kusukela ilizwe lonke labo engibakhokhele kuKristu futhi bantwana abancinyane ngilapha ukulisiza futhi ngingumngane wenu ungacabanga ukuthi ngikhuluma ngimelana lawe ngikhuluma lokhu bona ukuze kulisize ngiyalithanda futhi nxa lokho kungenjalo uNkulunkulu ungumahluleli wami ngiyakwazi ngiyalithanda leyi yinto elikhuni amandla engingazi ukuthi ngikulethe njani ukuyini engizakwenza lapho ngilamadoda labafazi behlezi ebandleni lami abanye babo bachade kabili kumbe kathathu amadoda alungileyo labafazi abalungileyo bonke bephambanisekile kuyini okwakwenzayo imfundiso yamanga yikho kanye bengalindelanga enkosini lokho uNkulunkulu akuhlanganise ndawonye makungabi lo muntu okwahlukanisayo hathi lokho umuntu akuhlanganisileyo ndawonye lokho uNkulunkulu akuhlanganise ndawonye lapho ulesambulo esiqondileyo sivela kuNkulunkulu ukuthi lowo ngumkakho futhi into efanayo ngowakho impilo yakho yonke bona kodwa lokho umuntu akuhlanganise ndawonye noma ngubani engakwehlukanisa kodwa lokho uNkulunkulu akuhlanganisa ndawonye makungabi lo muntu ongazama alinge ukukuthinta loba kuyini uNkulunkulu akuhlanganisa ndawonye wathi makungabi lo muntu okwahlukanisayo hathi lokho omunye umantshi odawe ingxenye kumbe enye into ethile ibekwe ndawonye kumbe omunye umthumayeli ohlehlele muva kanye lenqumbi yezivuma nkolo ebhukwini eziza bayekela besenza loba yini emhlabeni futhi ilizwi likaNkulunkulu lihlezi lapho bona ngikhuluma ngalokho uNkulunkulu akuhlanganisa ndawonye manje ngizakutsho lokhu kini ngiyananzelela lokho engikutshoyo kini angitsho ukuba lukhuni ngani lina bantu angitsho ukuba lukhuni ngani bafowethu bami abangabelusi angikutsho lokho kodwa yilo mlandu inanzelela ukuthi lokhu kunikezwe ezandleni zami futhi nxa angeke ngikubambe khona futhi angazi ukuthi ngiyakunikeza njani futhi ngiyazi ukuthi eyithephu iza ninabo ngizalungiselela ihofisi ivuliwe ngoba nanko kusiza bona njengalokho okwakuyikho ngenzalo yenyoka kodwa kufakaziwe ngempela ukuba yikho ngilamaphepha khona lapha aphuma ephepheni lapho abafazi khona kathesi futhi loba kwemkulu ezinye zezifunda zabobhishobhi ezinkulu
zile mpikicha evela kokuqala inyoka izithandela emlenzeni womfazi futhi nje ukuthi imthandele kanjani olenhlobo zonke zemizwa lezinto into indoda engeke imthinte ngazo lenyoka le enkulu imthandele lokunjalo yilo kanye iqiniso futhi sekusiba kubi ngamandla futhi uza kuba kubi inyoka lokhu eyayingayisikho yayingeke ilale layo lapho esaseyinyoka kodwa khumbula angiphikisana olunye usuku lo hathi ukuphikisana umthumayeli nje we-assembly of god lasebenza laye wathi awuqondanga kulokho ngathi awu ngingabe izathanda ukuthi ungitshele wathi waya phambili futhi waqala ukukhuluma ngakho into yokuqala liyazi wazifumana eselahlekile futhi into eyodwa ayithoyo wathi mfowethu Branham singaphi leso sidalwa uNkulunkulu wathi okunye ngohlobo lwakho manje singaphi leso sidalwa owathi sasiphakathi komuntu lesilo isayensi engeke isifumane khathesi singaphi wathi ngabe sisemhlabeni sasingabe siyichimpanzi ngathi ngoba igazi lechimpanzi alingeke lixubane lomfazi akula enye inyamazana engaxubana laye ngathi akungeke kumbe loba ubudoda bendoda akungeke buxubane lomfazi akungeke kukwenze manje ingaphi eyo nyamazana ethile manje uNkulunkulu wathi akuthi yonke into iveze okohlobo lwayo alinda nje omzuzu futhi ubunandi bukamoya ongcwele bathi mtshele kulapha manje ekuqaliseni ngathi awu mhlawumbe ingabe ingasekho wathi kodwa mfowethu Branham lokho sikhuluma ngelizwi akunjalo na ngathi yebo mnumzana futhi ngathi bona ngoba batsho ukuthi ezinye izinto njengedinosa lenyamazana enkulu yasendulo lokunjalo inyamazana ezinkulu inyamazana ezinkulu kumbe azisekho lokunjalo njalo ngathi kungabe kuyilokho wathi mfowethu Branham sikhuluma ngobufakazi belizwi xa isono silapha manje ke isono sakuqala kufanele sibe lapha njalo futhi ngathi Nkosi Jesu wathi ungacabangi ngalokho oza kutsho lapho usiza phambi kwabantu ngoba uza kuphiwa kulelo hola Nkosi kuyini engiza kutsho wathi mtshele ilapha okufanayo nje njengoba ngibona imibono kuplatform
wathi
ilapha ngingazi ukuthi ngapi wathi ngapi futhi ngingakacabangi lokucabanga wathi inyoka yikho khona kanye okwakuyikho ngoba akaseyiso isilo waqalekiswa futhi wabekwa phansi ngesisu sakhe okwensuku zayo zonke ulapha kunjalo na futhi kunjalo esenzweni leso asenzayo usaselokhu kulesono esifanayo esisebenza emfazini njengobulili bendoda njengalokho nanko lapho alezimo zakhe ezimhlanyisayo lezinto lapho elemizwa yakhe edlula lokho loba yiphi indoda engakwenza izakuma lapho ngoba sisequkwini elihlangeneyo ngizathatha amadoda ngizakhuluma okuningi ngakho ngilamaphepha wonke lezinto zibekwe khona lapha bona esandleni sami khathesi futhi bengiza kuletha kini lamuhla ekuseni bengiza kuthatha usuku olugcweleyo kulokhu kodwa ngizavala khathesi ngikhuluma lokhu lokhu kuya ebandleni lami kuphela hathi ibandla lami umhlambi omncinyane ongikholwayo lo ngilandelayo lokhu kuqondane labo olunye usuku isazi ukuthi ingalitshela loba yini kumele kube yisho kanje inkosi manje bengile mibhalo njengoba bakwambula kimi kodwa Nkosi Nkulunkulu ngingathini kulelo bandla ngizakuba labehlukanayo indoda izabe ihlezi egosini futhi phandle egumeni lakuyo yonke enye indawo ngimthiye yini abafazi ngingathiya indoda yami yenzeni ngathi Nkosi kuyini engingakwenza enye into yathi kimi hamba uye phezulu le entabeni futhi ngizakhuluma lawe futhi lapho ngiphezulu entabeni ngingakwazi ukuthi phansi ethusoni babe kubona kodwa ababalisi babiza abantwana kusukela inkazana yami encinyane labanye emaklasini uthi bathi khangelani laphaya kuleyo ntaba kuleyezi elikhangeleka njengomlilo lisiya phezulu emoyeni futhi liphenduka lisehla phansi lisiya phezulu emoyeni njalo libuyela phansi udumo kuNkulunkulu Nkosazana Evans ngabe ulapha yini Ronnie ulapha yini wabuyela phansi ngasegarajini ufana lo omncane ngasegarajini lamafutha igaraji lamafutha lika Evans lapho futhi ingakabi kwazi lokho umfana ayeza kutsho wangimangalisa wathi owethu Branham wawuphezulu kuleyo ntaba laphaya ubungekho na ngathi uthoni Roni hathi bona ukubona lokho ayeza kwenza izikhathi eziningi izinto ziyenzakala angikwenzi awubukhulumi ebantwini kuba into yakho ikuthi uyabona okuningi kusenzakala kuba ngokujwayelekileyo kuwe bona angitsheli nje abantu ngathi Roni wathi ingakutshengisa khona lapho owawukhona wathi wabiza umama futhi sama lapha futhi sakhangela iyezi lelo ile ngaphezulu laphaya isenyuka lisehla ngathi kumele ungumfowethu Branham ohlezi phezulu phakathi lapho kwenye indawo lowo nguNkulunkulu okhuluma laye futhi idolobho lonke abantu bakukhangela osukwini olubaleleyo kungela mayezi loba ngaphi nakancane kulaleli yezi elinjengomlilo lilenga lapho lisehla phansi njengefanela futhi libuyela ligcwala indawo yonke bangani futhi-ke sengivala ingahamba kusukela kulokhu yikho lapho lokhu kwakusembulwa kimi lokho engizalitshela khona khathesi hakho lingakweqi khathesi ngikhuluma kubalandeli bethu kuphela abangilandelayo lalumbiko kuphela hathi abangaphandle lingifakazele ngalokho phambi kukaNkulunkulu eqembini leli nje kuphela khathesi sitholakala sikuleyi ingxabangxoza ngenxa yengcazelo engasiyo yesayensi zenkolo unjalo na yikho linabafazi lichada okwesibili lani madoda ngenxa yengcazelo engayisiyo yesayensi zenkolo khathesi ngifuna ukulitshengisa eyinye into angitshela yona futhi xa uNkulunkulu umdali wethu wabuzwa ubuzo lapha esaselapha emhlabeni uJesu Kristu futhi lapho umprofethi wakhe okhululayo esiza uMose phansi eGibhithe ukuletha abantwana phandle kweGibhithe ukubabeka elizweni lesithembiso futhi uJesu wathi lapha ukuthi uMose wabona abantu esimweni leso futhi wabavumela ukubhala incwadi yokwahlukana ngoba isimo sasiyilokho esasiyikho uMose wathola okunjalo njengokuthi bakavumele uNkulunkulu wavumela uMose lowo mprofethi othunyelwe ebantwini ukubavumela ukubhala incwadi yokwahlukana futhi wabaseKorinte bokuqala isahluko 7 lendima 12 no-15 umprofethi wetestamente elitsha uPawuli wahlangana lento efanayo ebandleni
and spoke this is futhi
wakhuluma lokhu lowu yimi hathi inkosi kunjalo ngenxa yezimo zokwahlukana kwakungenjalo kusukela ekuqaleni kodwa uMose wakuvumela futhi uNkulunkulu wakubala njengokulunga futhi uPawuli laye wayelelungelo lapho efumana ibandla lakhe kuleso simo khathesi liyakukholwa lokhu ukuba liqiniso futhi ikukholwe ukuba kuvela kuNkulunkulu futhi ngesiqiniseko selezi lakhe lombiko wakhe ongilethe kwaze kwaba lapha ubengamelanga uNkulunkulu phezu kwentaba angivumele ukwenza into efanayo ukulivumela iqhubeke ngendlela eliyiyo futhi ingakwenzi njalo futhi hambani labafazi benu futhi lihlale ngokuthula ngoba ihola selihambile ukubuya kwenkosi sekusondele asila sikhathi sokwehlukanisa lezi izinto. Ungaqali ukuzama ukukwenza futhi. Ikhuluma kuphela ebandleni lami, kodwa nxa nitshadile futhi uNkulunkulu ungifakazele ngalokhu entabeni ukuthi ngingakutsho lokhu, isambulo somoya ngenxa yokuvulwa kwezimpawu eziyisikhombisa futhi lowu ngumbuzo elizwini likaNkulunkulu. Bavumele baqhubeke njengalokho abayikho futhi bangoni njalo. Kwakungenjalo kusukela ekuqaleni, lokho kunjalo kwakungenjalo futhi akuyi kuba njalo ekugcineni. Kodwa phansi kwezimo zamanje njengenceku kaNkulunkulu angisoze ngizibize umprofethi wakhe, kodwa ngiyakholwa mhlawumbe nxa ngingathunyelwanga lokho ngimendlalela indawo lapho esiza. Ngakho phansi kwezimo zamanje ngiyakulaya uhambe ekhaya lakho lomkakho khathesi. Nxa uthokoza ngaye, hlala laye, likhulise abantwana benu ekubafundiseni ngoNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu abe lesihawu kuwe nxa ungenza lokho njalo. Ufundise abantwana bakho bangenzi into enjengaleyo, ubakhulise ekubafundiseni ngoNkulunkulu. Futhi khathesi njengoba uyilokho oyikho khona, asiyeni khathesi eholeni eseliphelile lantambama esiphila kilo, futhi ikhuthalele ephawini lobizo oluphezulu kuKristu lapho izinto zonke ezenzakala khona. Ngize ngilibone lobu busuku. Inkosi uNkulunkulu ilibusise lapho sikhuleka. Inkosi uNkulunkulu, siyakupha ukubonga, siyakupha indumiso. UJehova omkhulu ofanayo owavumela uMose, uMose leyo nceku futhi uyini ayeza kutshela abantu bakhe futhi uNkulunkulu wamvumela ukuthi abaphe incwadi yokwahlukana. UPawulu umpostoli omkhulu owayengumlobi weTestamente elitsha njengoMose wayengowelidala. UMose wabhala imithetho nezikhathi zemithetho. Abaningi babaprofethi amazwi abo angeniswa kukho, kodwa uMose wabhala imithetho futhi wamvumela incwadi ukubabhalela incwadi yokwahlukana ngenxa yobulukhuni benhliziyo zabo. UPawuli ongcwele omkhulu engumbhali weTestamente elitsha wayengenza laye isimemezelo esinjalo ukuthi ikhuluma phansi walezi izimo. Mina hatshi Nkosi. Ngakho kunjalo lamuhla Nkosi uNkulunkulu ekugcineni komhlaba, njengoba silapha phansi kwesihawu sikaNkulunkulu sisazi ukuthi masinyazane sizaphendula ebukhoneni bakhe, futhi lokuthi usuyenze okuningi Nkosi ngileqiniso emehlweni abantu laba bazabambelela kulokhu njengokuthi kuvele kuwe. Futhi lokufakazela lapha lamuhla abantu abaningi abahlezi lapha labo ababona isibonakaliso leso phezulu entabeni lapho ingilosi zenkosi zabuya esigungozaneni lapho okwabuya khona engilosini eziyisikhombisa lapho ukwembulwa kwemfihlakalo eziyisikhombisa kwasombululwa. Le ngilosi leyo efanayo endleleni efanayo entabeni efanayo osukwini lokhu kusenjulwa. Nkolonkolo, ngiyakhuleka ukuthi abantu behambe ngekhaya belokubonga ukuthi uNkulunkulu ubaphela umusa. Ngikukhulumile kuphela Nkosi ngokuvunyelwa, futhi ngikutsho kuphela ngokuvunyelwa Nkosi, futhi bakuthi abantu babe lokubonga ukuthi abasoze bazame ukwenza leso sono njalo. Njalo mabangazami ukwenza loba yisiphi isono, kodwa bakuthande ngenhliziyo zabo zonke. Nkosi, yenza imuli lezi zijabule futhi bazikhule, futhi zikhulise abantwana babo ekubafundiseni ngoNkulunkulu. Ngoba umbiko wami obusenhlizweni yami usunikeziwe Nkosi. Yenze konke engikwaziyo ukukwenza, futhi uSathane ulibise okwamaviki lamahola ngingela kulala. Kodwa khathesi ngiyakulayela Nkosi kulaba bantu ukuthi bakufundisise futhi bahambe njalo bakuphileni siphe khona Nkosi ngakuseko emahlombe ami kathesi basezandleni zakho ngiyakhuleka ukuthi ubabusise usisa amahenti lawa Nkosi abekwe lapha nje kwabagulayo labasebuhlungwini makuthi ubusuku lobu ube ngobunye obukhulu ubusuku obulamandla ukuthi abantu bonke bazasiliswa siphe khona Nkosi sibusise sonke makuthi sihambe ngokuthula sijabula sithokoza ngoba uNkulunkulu wendulo usitshengisile kusukela ekuqaleni futhi wangezelela kithi engcwabangcozeni yethu esikiyo umusa wakhe njalo kulezi nsuku zokugcina uNkulunkulu omkhulu lophakade ikubonga okunganani ngakho futhi makuthi inhliziyo zethu zithokoze ukuthi asisoze sibe lesinye isifiso sokukonela ebizweni likaJesu amen.
I love him.
Ngani ungeke umthande?
I love him because he first loved me and purchased my son.
Ukukhuluma kathesi ukuze abachumayeli bazwisise lokho kukubo abalandela umbiko lo kuphela. Oh liyathokoza na ilitshele iqiniso itho kanje Inkosi yonke indlela manje asiphakameni ukuthi siphakamise izandla zethu lapho siyihlabela njalo ngiyamthanda.
I love him for his mercy. I love him for his word.
Ngiyamthanda ngesihawu sakhe. Ngiyamthanda ngelizwi lakhe. Futhi ilizwi lenkosi leza kuba prophet. Woza mfowethu. Qhubekela phambili.